Lapalo kugusa. Ngicabanga ngesikhathi sami ngingena eFlagstaff esikhathini sokuqala. Sekube phose ngiyathemba phose iminyaka engu-38 edluleyo mhlawumbe 40. Ngangikhuluma ngokuqansa uqaqa. Kwakungela ungoqwane kodwa imodel T yami encinyane yayiqansa kanzima phezu koqaqa. Yayihamba amamayila angu-30 ngehola. Kodwa lokho yi-15 ngalindlela futhi 15 ngalindlela liyazi. Phezu kweminye yale imigwaqo esasilayo lapha futhi ngempela kwaku. Void to car. Haji. Ungitshela mayelana ngenkonjo encinyane engake ngaba layo ngesinye isikhathi nge-40 yami. Akusiyo ndawo enhle yokuyipha void to car. Ngakho silokubonga kakhulu futhi bengilobufakazi obuningi obuhle lokhu kusa ngisizwa kuvela kulabo abazalwane. Ngahlangana labanye bamadoda. Futhi kwakulala umthumayeli owakhuluma lapha umfowethu omncinyane wesipanishi owapha owakhe isikhathi somfana omncinyane sokuhlabela. Bekungakuhle yini okwephimbo leminyaka engu-6 mina bo iphimbo elihle sibili engake ngalizwa okomfana omncinyane onjalo. Manje lumfowethu abazalwane bakukhohlwa kodwa ubamba umhlangano lapha edolobheni leli. Ngicabanga ukuthi kuphansi e-Church of God kumbe i-Assemblies of God. Assemblies of God, phansi Assemblies of God. Futhi ngileqiniso bangathakazelela ukukhona benu, Umhlangano uzathatha isikhathi esinganani mfowethu? Kuze kufike ngesonto, ebusuku. Nomzana, inkonzo yokuhlabela lobu busuku. Manje liyanxuswa lonke ngenhliziyo enhle ukubuya kulomhlangano. 7:30 lobu busuku. Futhi ibandla lingaphi kwendawo mfowethu? Ungasitshela nje lapho elikhona. 113 West Clay Street, khona lapha edolobheni laseFlagstaff. Futhi ngileqiniso lizama. Ngabe umfana omncinyane ekanye lawo? Hhayi, uyise uzahlabela. Uyahlabela kunjalo na? Awu, lokho kuhle. Ngiyakuthola kahle lokho okwesikhathi esisodwa. Awu, lokho akuvamanga. Liyakubona lokho? Kodwa kuyingokuvamileyo nxa kule sipho esisodwa emulini kuthathela koko okunye kwakho konke. Ngiyacabanga ngakho bale ekuzileni lasekukhulekeni. Manje lokho kuhle sibili. Manje liyazi nxa i-Amerika sonke ndawonye zonke imuli zethu zase-Amerika zazinjengalokho. Awu, babe ngamisa nje wonke amapolisa omsebenzi. Imileni yami izabe isiqalisile, akunjalo na? Siza kuba khona ekilasini yakuqala khona-ke, kunjalo. Konke ukufa kuzanyamalala, ukugula konke usizi, konke kudaniswa, futhi siza kuba loKristu. Ngakho siyathaba, futhi ngiyezwa bonke lobo ubufakazi obuhle, futhi ngaba lethuba lokuhlangana lo mfowethu okwesikhathi sami sokuqala. Futhi intambama edluleyo ngangikhuluma lomkakhe. Futhi wabizwa njalo wasiliswa izikhathi ezithile emihlanganweni. Wathi emhlanganweni wokugcina wayekupulatifomu. Ngakho kusenza kancinyane kungathi silomuzwa wakuhlekisa. Angizange ngikhumbule umfowethu loba ngike ngaqawula isandla sakhe kwenye indawo. Futhi ngangihlezi efasiteleni izolo ebusuku ngimkhangelele ukuthi abuye. Futhi indoda enkulu ende yabuya yayigqoke amadevu amnyama ngathi nangu esiza. Futhi-ke lapho ubhili indodana yami wathi, wathi lo akasuye umfowethu umncane kulalowo mfo. Futhi khona-ke ngenza okokuhlangana nodade lapha izolo ntambama, futhi ngaba lethuba lokuba sekhaya labo elihle lapha edolobheni. Le yindawo enhle. Ngihlala ngifuna ukuyibiza ngokuthi Flagpole, esikhundleni seFlagstaff, khona le phezulu esiqongweni soqaqa lapha, bona. Futhi ngiyalitshela nxa kulomunye umuntu lapha ovela eTexas, manje zikhukhumeze. Ngisuke eTucson izolo kuphose kube 72 kumbe 75 kulezo ndawo khonapho, futhi phezulu lapha lokhu kusa ngigqoke ijazi. Bona lokhu abalakho eTexas silakho eArizona asilakho na? Kunjalo. Sikhona lapha. Futhi lesi isikhathi sobudlelwano. Umdala uDokotela Bozwethu, umngane wami, abaningi benu lingabe limazi umfowethu Bozwethu, wayengomunye wendoda endala engcwele. Futhi wathi kimi ngesinye isikhathi, wathi, mfowethu Branham, yazi ukuthi ubudlelwano kuyini? Ngathi ngicabanga njalo umfowethu Bozwethu. Wathi ngabafo ababili emkhunjini owodwa, ngakho kufanele babelane kancinyane. Ngakho yikho lokho ubudlelwano obuyibo, siyathatha futhi siphe, siyabelana omunye lomunye, kanye lomfowethu Carl Williams, labanye bonke, umfowethu Outlaw. Omunye wabantu bokuqala e-Arizona owake wasekela omunye wemihlangano yami kwakungumfowethu uJimmy Outlaw. Futhi sibe ngabangani abazwana naye kusukela leso sikhathi. Futhi siyathaba ngani lonke ngabachumayeli labazalwane labo esihlangana labo lapha. Akangila isikhathi sokuqhawula izandla lomuntu wonke njengoba ngithanda ukukwenza, kodwa ebudlelwano lapho esibuthana khona ndawonye. Okungikhumbuza nje ngomhlangano omkhulu we-Phoenix, ngibe lethuba kusukela imihlangano yabafundisi iqalisa kokuqala okuncedisa ukuhlela imihlangano yabafundisi lokukhuluma kibo. Futhi yokuphela inhlanganiso engingena kuyo, futhi kayisiyo inhlanganiso, yikuhlelwa kusebenza phakathi kwabantu. futhi nqa abanye benu linamadoda lapha lokukusa abangasibo abalobo ubudlelwano balobo amadoda angosomabhizimisi esikristu ivangeli eligcweleyo yeka nga ukholwa futhi ungathatha ilizwi lami ngelinye lamaqembu abantu abalungileyo sibili futhi kubazalwane abangabatshumayeli bakumelani lebandla lakho kungokwebandla lakho bona kuyindlela yabo yokubeka phakathi ebandleni kwenzakale nje ukuthi ngithalaze kuleli khosikazi elitshela lapha elihlabele nje leyo ngoma imizuzu embalwa edlulileyo sengezwa imizamo yayo kodwa leli khosikazi lalile phimbo elingayiphakamisa kahle liyazi ingakhamekanga kanjalo ngikuthandile lokho kangako ukhosikazi yayikahle kahle kakhulu wathi kwakungunkosikazi womtshumayeli lapha futhi mfowethu ufanele ukuthi akuhlabelele uze ulale ubusuku ngabunye ngakho lokho kungaba kuhle kakhulu kuhle kakhulu bekuyikuhlabela okuhle sibili ngikuthakazelele futhi lokhu kusa kungathi kuyangikhumbuza ngendaba encinyane ukuthi ngiyathanda ukuzingela lokugola inhlanzi futhi yiso esinye sesizathu ngilapha e-Arizona ngakho ngikuzingela lokugola inhlanzi futhi ngiyakuthanda futhi-ke ngangigola inhlanzi ngesinye isikhathi e-New Hemisphere futhi ngiyacabanga ngilabangane abaningi phakathi lapha abathanda ukugola inhlanzi kubo bonke abesilisa labesifazane futhi bona sonke siyakuthanda ngakho ngangilokulithente okuncane okokulalela ngangikuthwalele phezulu lapho uyazi abafo kungathi kunzimanyana kumbe enye into ngingakwanisi ukuhamba phezulu lapho futhi kwakulezinengi ezinhle inhlanzi ama-brook trout lezinsundu lezomsila we-square le-cutthroat zigcwele nje lezo zifudlana zisehla phansi zivela eziqongweni zentaba e-New Hemisphere futhi i-trout encinyane mhlawumbe 14-16 ama-intshi ubude ubuningi bazo nje futhi kuphela ngangisiya khonale futhi ngizibambe ukukholisa nje kuzibamba ngizikhulule nga ngangibulala eyodwa khona-ke ngiyayidla leyo uyabona ngiyingenise phakathi ngakho ngangilalesi isihlahlakazana esidala semuzi sikhula futhi isikhathi sonke ngiphosa intambo yami yesithiyo ngangile ncane i-royal coachman ngayiphosa imuva lapho kanye layo ngangiyiphosela izihlahlakazaneni zemuzi futhi ngacabanga ngizathatha ihloka futhi ngenyukele lapho lokhu kusa futhi ngigamule leso sihlahlakazana semuzi ukuze singabambi intambo yami kuso ngakhangela imuva phansi kwencinyane endala njengendlu yedamu futhi zazilele phakathi lapho zilindelele yo-coachman ukuza phezu kwazo manje ubusuku bonke ngangivame ukuthi ngilenwele zami kodwa ngiselanwele ezeneleyo ukuba zingene phakathi manje ngakho ngangile mina nje ngakho kwenza kwazo nje ezazikhangela kanjani futhi-ke ngafika lapho lokho kusa ngathatha leli hloka elincane elidadlana futhi ngaquma lesi sihlahlakazana semuzi futhi ngangile 3 kumbe 4 engangizazilungisa la ukudla kwekuseni futhi ngiphenduke futhi kanye suye empheki omuhle futhi ngatshela umkami angenelisi ukubilisa amanzi ngingakuchisanga ngakho uyazi ukuthi kungaba ngumsebenzi omubi ekuphekeni ngakho endleleni yami ngiphenduka bekule bheri elingumama elidala le midlwane emibili futhi kwase kungene ethenteni lami elincinyane futhi ukhulume ngokudlakaza ulutho awukwazi ukuthi izinto zidlakazwa kanjani uze ungenise ibheri phakathi kwethente yena akusikho lokho ezikuchithayo lokho ezikudlayo ngitsho yilokho ezikuchithayo ngangile zitofu esincinyane lesi zitofu esincinyane somalisi wezimvu phakathi lapho futhi zazingena kulesi zitofu esincinyane futhi zeqephezulu laphansi ukuzwa impompi ikhehlezela futhi ziyitshalele phansi ibe izicudu uyazi futhi lapho ngisiza ngangilo mbhobho i-22 omncinyane omdadlana othombileyo ubekwe phakathi lapho kodwa ngangile hloka leli esandleni sami futhi liyazi lapho ngisiza umama omdala wabalekela kwelinye icele futhi wasebizela imidlwane yakhe futhi omunye umdlwane walandela kuqondile kodwa omunye wahlala intwana nje encinyane ngomkwenkwezi uyazi kwaphuma phandle ufulathele umhlane wakho wonke udundubele kimi kanjalo futhi ngacabanga kuyini akwenzayo khona-ke wangikhangela futhi ngathalaza isihlahla ukubona nje ukuthi kwakuseduze kakanjani ngoba kungakudlepha liyazi mayelana ngabo abantwana futhi bona awungeke ubakhuphe phakathi kwakho bona ngakho ngakhangela umama omdala kwesikhathi chana liyazi waqhubeka ekhala ebiza futhi esenza umsindo enye into njengenyoni kumele ubekwazi ukuthi lizwakala njani ngakho wayelokhu ekhala ebiza lowo mdlwane futhi lowo mdlwane wawungezi ngacabanga umbhobho wami futhi ngacabanga hhatshe ngangingagijimela phakathi lapho futhi ngibambe lowo mbhobho ngangingadubula umama omdala ngithi entandane ezimbili futhi ngangingafuni ukuba licala ngalokho futhi phezu kwalokho ehlasela leyo 22 ingathi incinyane uyazi futhi kwezinye izikhathi ibingadubuli ngangimele ngikhokhe ka-3 kumbe ka-4 ukuyenza idubuke ngakho ngacabanga ngizafika kuleso sihlahla lapho nxa eqala ukuza lapha ngizakhwela lapho esihlahleni ngithathe uswazi oluncinyane ngiwachaye emakhaleni amakhala awo abuthakathaka sibili futhi ayakhala khona-ke abesesehla phansi uyazi futhi ayakuyekela unjalo ngakho ngacabanga ngizafika kuleso sihlahla kodwa ukufuna ukwazi lo mfo omncinyane ehlezi phezulu njengalokhu futhi ngacabanga kuyini akwenzayo ngakho ngaqhubeka nginyobela ngalapho ngilikhangele uyazi ngisiyakhatshana kancane futhi ngisondela esihlahleni ngoba laqhubeka likhala libizela kulowo mdlwane ngakho ngafika phambidlana kancane futhi uyazi ukuba lowo mfo omncane waye enzeni manje ngiyathanda ama-flapjack kumbe ama-pancake ngiyakholwa liwabiza njalo phandle ngapha phansi eningizimu siwabiza ngokuthi ama-flapjack. Futhi angikahle ekuwenzeni, kodwa ngeqiniso ngikahle ekuwadleni. Futhi uyazi ngangingumbaptisti, angithandi ukufafaza. Ngiyathanda sibili ukuwabhabhathiza ngifake sibili uluju kuwo. Ngakho ngangile gabha loluju elingabe liphakeme kangaka kuphezi lapho lengxenye yegalani yama-flapjack ami. Futhi lo mfo umnyane uyazi ibhere lithanda ukutapila luba kanjalo. Laze livulele lo bhakede loluju. Futhi lalihlezi lapho lalolo zipho olumnyane lubanjwe kungaka. Futhi lalilalo iliphakamisele engalweni zalo. Futhi lalimanzisa unyawo lwakho oluncinyane futhi likhotha kanje uyazi. Kunjalo. Futhi lalikhotha lolulimi oluncinyane futhi ngaqala. Futhi aluka nje ngangile kamera bengingathanda ukumtshengisa lokho lokukusa ukukukhangela nje. Futhi nanto lilapho lifaka unyawo lwalo oluncinyane phansi lapho futhi likhotha kanje. Futhi ngamemeza. Suka lapho kanjalo. Futhi izange libe nendaba lami futhi nje laqhubeka likhotha kanjalo lalikhotha lilo bhakede bona futhi ngamemezela kulo njengalokho lachibilika futhi langikhangela kanjalo lingenelisi ukuvu lamehlo alo laligcwele uluju uyazi phezu kwamehlo alo isisu salo isincane kugcwele uluju ngakho konke futhi ke emva kwesikhatshana ladiyazela emaceleni lagijima lisiya kumama walo amfikisa phezulu lapho ezinkukwini futhi waqala ukumkhotha ayesesaba ukuhlala ngasebhakedeni kodwa ayesenelisa ukumkhotha futhi ngathi ngalokho kungasimfanekiso omuhle emhlangano womdala wepentekosti ugcwale njengendle into emnandi bayaphuma phandle omunye umuntu uyakhotha kukho lo ngumhlangano sibili wobudlelwano manje siza njengalokhu ukungenisa izandla zethu ebhakedeni ilo lalo wethu ukwenyuka endololwaneni yezibusiso zikankulunkulu futhi ngileqiniso lizafumana ukuthi emvuse lelweni ephansi Assemblies of God ngiyakhona phansi lapho khathesi inkosi ilibusise ngathi ePhoenix ngolunye usuku okuncinyane ngithemba ukuzwakalanga njengokweyisa inkolo mayelana ngokusoma kancinyane ngomtshumayeli owayezahamba kupulatifomu ukusa konke okweminyaka engu-20 egcweleyo wayezatshumayela imizuzu engu-20 futhi-ke abeseqedile futhi-ke babengazwisisi ukuthi kungani kwakunjalo futhi-ke ngokunye ukusa watshumayela amahola angu-4 futhi amadikoni ambiza futhi athi malusi siyakuthanda sibili athi sicabanga imibiko yakho iyamangalisa futhi bathi siyakwazi njengebhodi yamadikoni sikukhangele sakuhlola khona kanye imizuzu engu-20 isonto yonke ekuseni futhi bathi lokhu kusa kwakungamahola angu-4 bathi asizwisisi nje wathi ngizalitshela bazalwane wathi konke ukusa lapho ngisiyatshumayela wathi lapho lingibiza kupulatifomu ngiyatshona phansi futhi ngifake okunye lokhu ama-life savers ngaphansi kolimi lwami futhi wathi ngemizuzu engu-20 lapho leyo life savers isiphelile wathi ngiyabe sengiphelile wathi ngiyazi sokuyisikhathi sokuthiya futhi wathi okube liphutha lokhu kusa ngithethe isikopela uCarl Williams uJoel Rose abafowethu abaligugu sibili labangane bami behla phansi edolobheni ngolunye usuku futhi bathatha isikopela esikhulu kangaka ukunginika futhi kodwa bangilaso lokhu kusa ngakho siyathokoza ukuba lapha manje ukhona yini lapha owazi udokotela Livele? Angicabangi mhlawumbe hathi wayengumthumayeli webhaptisti udokotela wezenkolo futhi ulama-digri akhe wayengumbalisi omkhulu wesikolo saphezulu okokuqala futhi uyindoda enhle kakhulu efundileyo futhi amathephu ami athi izikhathi zebandla eziyisikhombisa ngawathumela kuye ukuwalolonga ulimi ngokuba isikhintaki sami esidala shaya akunjalo tote luthwala lodinga lokhu akuhambi kuthi ebantwini ababala amabhuku ngakho wayeza kungilolongela ulimi futhi-ke ngemva kokuba eseqedile walibuyisela emuva kabili ukuthola ezinye izitho okuyikuthi ibhuku selisiya kudindwa manje emuva kokungaba iminyaka engu-3 kumbe 4 wangibuza wathi ngingabhala ibhuku na ukubeka imibono yami nje futhi ngathi awu kulungile mfowethu Lee futhi ngacabanga khona-ke wathi ngiza kutshela enye into wathi kakumelanga lithengiswe linikwe kungelambhadalo ngathi awu khona-ke ngileqiniso ukuthi lokho kulungile bona ngakho-ke baba luxhasa kose abantu abangu-10 ukulixhasa okwababizela ukungaba ngama-dollar 1500 ngiyacabanga ngiyazwisisa okwamabhuku ayi-10,000 awo futhi-ke sawathola wonke aphuma ekudindweni insuku ezimbili ezedluleyo futhi sithole angu-2 kumbe 3 izolo futhi ubhili wawaletha futhi ayanikwa kungela mbhadalo manje angikaze ngilibale angikwazi lokho akuthiloyo kodwa lokhu kungokukholwa kodwa ngileqiniso nxa ungathanda ukuba lalo nxa ungasibhalela nje liza kuthunyelwa kuwe kungela mbhadalo bona futhi lithiwa 20th century prophet futhi-ke ngananzelela emfanekisweni lapha ngaphambi kwebhuku abaningi benu lilala umfanekiso yebo sibili futhi lawo bona yikho lapho ingelosi yenkosi eyathathwa khona e-Houston, Texas kodwa abaquma ingxenye yakho khona-ke ngiyabona lapha emuva futhi bangaki lapha abake baba komunye imihlangano kasiboneni ngiyathemba ngempela lina lonke lakwenza liyangizwa ngisithi izikhathi eziningi lelo thunze elilwe ngephezu komunye umuntu manje bona nxa usenza isitsho futhi kungesilo iqiniso unkulunkulu akasoze abe lokokwenza lakho liyakwazi unkulunkulu kahlanganyelani lamanga Kodwa uyasekela lokho okuliqiniso. Ngakho lapho etshela uMose, lapho ehlangana laye emuva le enkangala, ensikeni yomlilo, emuva kuleso sihlahla esivuthayo. Khona-ke lapho ekhupha labo bantu, lalabo ababeza kulandela uMose baphume ohambweni. Khona-ke wehla phansi phezu kwentaba iSinayi leyo nsika yomlilo efanayo futhi yafakaza ukuthi lokho uMose ayekukhulumile kwakuliqiniso. Manje uNkulunkulu uzakwenza lokho, uhlezi ekwenza lokho. Ngakho kukhanya lokhu lapha, yebo sibili, sikuhlanganisa lo Nkulunkulu ngoba kulemvelo efanayo lezinto zonke azenzayo lapho esaselapha emhlabeni. Khona-ke kulokho esithi, lo muntu lapha ngiyabona olethunzi lokufa, ithunzi elimnyama. Bangaki abaningi benu selakuzwa lokho kukhulunywa? Awu, lapha kungesikude emhlanganweni kwakulomunye owayefisa ukwazi, owayefuna ukubona ngqaba bengathatha umfanekiso wakho lapho kukhulunywa. Ngakho ba kwakulekhosikazi eladitezi eduzane futhi lindoda yayile khamera futhi ngathi, ikhosikazi leli elitezi lapha ngunkosazana sibanibani loba yini okuyikho? Ngathi ulethunzi lokufa kodwa ulemvukuzane. Futhi nje khona kanye wathatha umfanekiso ngoba kwakuseduze, futhi nanko kulapho bona lezo zimbozo, imvukuzane emnyama yokufa ilinge phezu komfazi. Futhi-ke umoya ongcwele waphendula njalo. Manje lapho bebeka lokhu ebhukwini babelakho kuqunyiwe, ngakho bafaka lokhu lapha ukuze nje benze okunye okudindwa kwebhuku. Futhi yikho uzabona ikhasi elinganamathiselwanga lapho. Ngicabanga the voice of healing yibo abadinda ibhuku. Futhi khathesi alilambhadalo lakancane, futhi abaxhase emuva lapha ngasemuva kwebhuku abafaka amadola angu-1500 kulo okulikhuphela nje kumphakathi wonke, bavumela umphakathi wonke awabali. Ngakho kalilambhadalo, futhi libhuku elihle elincinyane, futhi angikwazi elikumumetheyo, angikaze ngilibale. Ubaba uyakwazi lokho. Kodwa bona kwakukimi kuliqiniso langempela, yikho lokho esikudingayo, liqiniso. UJesu wathi lizakubalazi iqiniso, iqiniso lizakulikhulula. Futhi uyilelo qiniso, unguJesu indodana kaNkulunkulu, liqiniso lelizwi, ngoba wayeyilizwi elenziwe laba yinyama. Ekuqaleni kwakukhona ilizwi, futhi ilizwi lalilonkulunkulu, njalo ilizwi lalingunkulunkulu, futhi ilizwi lenziwa laba yinyama lahlala phakathi kwethu. Khona-ke lokho kwamenza iqiniso, ngoba ilizwi liqiniso, futhi waye liqiniso. Manje lapho simbona ephenduka kulezi insuku zokugcina, linquba enkulu kaNkulunkulu ihamba idabula izizwe zomhlaba, ibuthanisa abantu bomlobokazi, lelo liqiniso. Iminyaka edluleyo bathi kwakungelanto njengokukhuluma ngendimi, kwakungumbhedo. UNkulunkulu wakuthembisa futhi wakufakaza ukuba liqiniso. Kunjalo omunye umuntu wathi lokhu kusa, ngiyakholwa kwakungudade wethu ontoniphekayo lapho osebenza labantwana kangako mayelana ngobhabhathizo lwabo. Wathi uyezwa omunye umuntu ekhuluma ngendimi, kodwa ukuzwa omunye umuntu ehlabela ngendimi bona kwakuyinto enhle kangako. Ngiyakhumbula isehlakalo sami sakuqala ngangise-Red Guard Tabernacle e-Fort Wayne, Indiana. Futhi ngangikhuluma ngile nkonzo yokusilisa emva kokufa kukamfowethu B.E. Redgar. Futhi umfowethu Bosworth wayelapho, uPaul Rudder. Futhi abaningi benu linamadoda amadala njengami liyakhumbula uPaul Rudder, futhi wayengumbhaptisti, futhi sasiyibo. Ngakho sasingabangane abakhulu. Futhi lapho ngikhuluma lapho ngangizakhulekela abagulayo. Kwakuyinto emangalisayo kubo leso sikhathi. Kodwa ikhosikazi laletha phansi umfana omncane owayegogekile, futhi lapho esiza edabula kupulatifomu, umbono wenkosi wabonakala futhi wamtshela konke mayelana ngokuthi kuyini okwakuluhlupho ngomfana omncinyane. Futhi ngacela inkazana ukunginika umfana omncinyane. Manje okobufakazi bukadade wethu nje ukuba ubone ukuthi yintokozo bani lokuba yisimanga bani impela somusa kaNkulunkulu lokho ongakwenza lapho kusebenza ngokwelizwi likaNkulunkulu. Bona isithembiso sikaNkulunkulu sehola. Manje isithembiso sikaNkulunkulu kuNowa kasisoze sisisebenzele lamuhla. Isithembiso sikaNkulunkulu kuMose sasingeke sibe lombiko kaMose, uMose wayengeke abe lombiko kaNowa, silombiko wehola. Sasingeke sibe lombiko kaLuther, sasingeke sibe lombiko kaWesley. Lesi ngesinye isikhathi uNkulunkulu wabela ilizwi lakhe esikhathini ngasinye, futhi lapho leso sikhathi sisiza ngalapho uyathumela omunye umuntu lapho ukuqinisa ilizwi lelo, okufakaza ukuthi lokho kuliqiniso. Futhi manje siyabona komunye lamunye lapho njengalokho Jesu akuthiwe lapho esasemhlabeni, wathi liyakha amathuna abaprofethi, futhi obaba benu babafaka phakathi lapho. Manje abantu bami ngamakatolika njengoba lisazi ukuba ngum-Irish, manje Manje baba khuluma ngoPatrick Ongcwele, amaKatolika bathi ngowabo. Awu, angaba ngumKatolika njengoba nginjalo, bakhuluma ngoJohn waseArc. Bathisa leyo nkazana esigodweni okomthakathi, sonke siyakwazi lokho ngoba wayengokamoya futhi wabona imibono. Ngoba sokuphela iminyaka engamakhulu athile bagebha imizimba yalabo baphristi futhi benza ukuzisola, futhi bayiphosela emfuleni. Kodwa lokho kayisikho okukuthathayo, bona. Bahlezi bekweqa, umuntu uhlezi edumisa uNkulunkulu ngalokho akwenzayo, ekhangelele kulokho aza kuba yikho, futhi enganaki lokho akwenzayo. Leyo nje imvelo yomuntu, futhi akaguqukanga imvelo yakhe, indoda yomhlaba. Ngakho siyathola ukuthi umbiko wethu yimuthi lamuhla, umbiko esilawo, wokuthi phumani phakathi kweBhabhiloni futhi likhululeke, futhi ligcwaliswe ngumoya, nezibane zenu zilungisiwe futhi zikhanya, futhi khangela phezulu, ukuthi engwa kwethu kuyadonsela eduze. Lezi izinto azaziwa ngabantu abaningi, abaphefumulayo futhi ababiza ibizo lenkosi yethu ethandekayo. Kodwa kukanti phakathi kwakho konke lokho, asila lutho lokumelana lalabo bantu, labo bantu benhlanganiso yesonto, balungile, bahle, bangabethu, bangabahlanganyeli bethu evangelini ngoba uJesu wathi, akula muntu ongeza kimi ngaphandle kobaba wami amdonse. Futhi bonke ubaba angiphe bona bazakuza. Ngakho silomlando kuphela ukuhlanyela inhlanyelo, enye yawela ngasendleleni, enye kuhlobo olutheniwe lomhlabathi, enye yawela futhi yathela ukuphindwe ngekhulu. Ngakho singabahlanyeli nje benhlanyelo, uNkulunkulu nguwe oyiqondisayo lapho ihlanyelwa. Futhi manje siyakhuleka ukuthi mhlawumbe lokhu kusa kuza kuba le mbewu encinyane ikithikele kwenye indawo, engakuthaza omunye umuntu, futhi nje njengomuntu ukuqedisa ubufakazi bami mayelana ngekhosikazi elincane ebengiza kukhuluma ngalo. Leli ikhosikazi laletha lingane encinyane, umfana omncinyane, ngiyathemba phose ole minyaka 10-12 ubudala, futhi mhlawumbe engamdala kanjalo ngoba lumfazi wayemthwele futhi wamqhubela. Futhi nje khona lapho nginikela umkhuleko ngomntwana, umfo omncinyane weqa ephuma ezandleni zami futhi wagijima eseta kupulatifomu okwabantu abangaba 3500 kumbe 4000. Futhi lapho bekwenza into yokuqala abayibonayo isenziwa, umama ehlezi esihlalweni saphambili waqaleka nje futhi wawela phambili, futhi inkazana encinyane yomu-Amish, libejwayele ama-Amish, angazi loba lilabo phandle lapha, inwele ezinde, ngabantu abahlabusayo kakhulu futhi behlanzekile njalo lohlobo oluhle, liyazi kubo bonke ama-Mennonite kumbe ama-Amish lokunjalo, asila le rekhodi yoyedwa ongumntwana olihlongandlebe. Babize ngokuthi abazwisiseki nxa ufuna, kodwa silolutho olusilela ezindlini zethu, bona abalakho. Abala rekhodi leyodwa emithethwandaba ngokungaziphathi kwabontanga kuvela phakathi kwabo. Bayondla abantwana babo nje ngendlela yinye, futhi yiyo indlela abahamba ngayo. Futhi ikhosikazi leli elincinyane lalingumdlali wepiano odumileyo, umfazi omuhle omutsha, lezinde inwele ezimhlotshana zilungisiwe ngemuva. Futhi lapho ekhangela nganeno, manje wayengum-Amish, wayengazi lutho ngePentecosti, futhi lami ngangingazi lutho. Kodwa lapho ekhangela nganeno kwepulatifomu, futhi ebona lo mfana omncane ehamba lapho, waphosa izandla zakhe emoyeni, ngiyazi kulokho edlulisa amalawulo. Futhi ngithemba angikwejwayelanga, angisomqambi wamanga, futhi angisuye, ngangiphambukile, angiphambukanga ngamabomo, ngiphambukile ngokungazi. Kodwa leyo nkazana yaphosa izandla zayo emoyeni, futhi lezo nwele zawela phansi emahlombe akhe, futhi waqala ukuhlabela ngolimi olungaziwayo. Futhi wayedlala ihubo lelo, umelaphi omkhulu manje useduze, uJesu olozwelo. Futhi lapho eseqa phezulu kusuka lapho, ngiyazi lokhu kuzwakala kumangalisa kakhulu kathesi. Kodwa linkazana yayingazi lutho ngokukhuluma ngendimi, kodwa wayehlabela ngolimi olungaziwayo. Umelaphi omkhulu kathesi useduze, uJesu olozwelo. Futhi leyo piano iqhubeka idlala, umelaphi omkhulu kathesi useduze, uJesu olozwelo. Awu, bagcwalisa lawo ma-altare, futhi laphansi kubhalikoni kusiza phansi esibuyeni abantu beklabalala. Leyo nkazana imile phezulu lapho lobuso bayo buphezulu kanje, ikhuluma ngezinye indimi, futhi ipiano amakhiye ayo e-ivory elokhu edlala. Umelaphi omkhulu manje useduze, uJesu olozwelo, ukhuluma inhliziyo ezidanileyo zijabule. Akula elinye ibizo kodwa uJesu. Obu, ilihlo kalikaboni, futhi indlebe ayikezwa lokho esikubekelweyo. Uyazi engikucabangayo, kungani sisemukela isibambiso kumbe enye into nje eyikufanisela ukukholwa? Lapho amazulu egcwele okuqotho, amandla aqotho kaNkulunkulu, angakhulula umphefumulo, angasenzela ulutho, uNkulunkulu alibusise. Manje kulezinto eziningi, angikaze ngilitshele lapho kumele lithole ibhuku leli, bona. ibhokisi leposo 325 eJeffersonville kuthi nxa ungabhala ngani baza kulithumela kuwe kumbe lowo bavakatshela omunye wemihlangano baza kube bewanika kungela mbhadalo
manje ngilokubonga sibili ngalesi isikhathi esihle sobudlelwano futhi lokhu kuza bengicabanga ngendaba encinyane engangivame ukutshela amadoda angosomabhizinisi esikristu ngozakhewu abaningi benu langizwa ngikukhuluma ngokuthi lumfo omncinyane wayengakholwa yilokhu ukudalula futhi okwenkosi yebo ngithemba njengoba sikwenzile kuso sonke isikhathi uyabona ukuqotho khona-ke ubusibona ukulingisela futhi kumele sihlalisane lapho kodwa abalungileyo abacabanga ukujulileyo la madoda ombhalo bayazwisisa bona okuyikuthi thina futhi kungelandaba lapho unkosazana emy sempulo macpherson ngesikhathi elapha emhlabeni kunkonzo yakhe bathi phose wonke umfazi ochumayelayo wayegqoka lezo mpiko ezifanayo uyazi kumbe amagawuni anjalo futhi bethwele ibhayibhili khangela nje obilly graham abaselizweni lamuhla kodwa uyazi obilly graham angeke athathe indawo yakho ngangingeke ngithathe indawo kabhili wayengeke athathe eyami ngingeke ngithathe eyakho futhi awungeke uthathe eyami wena umuntu munye kunkulunkulu unkulunkulu wakwenza ngendlela oyiyo okwenjongo ethile nxa singathola nje indawo yethu futhi-ke sihlale khona nxa sizama ukwenza enye into eyahlukileyo khona-ke bona sisendaweni yomunye umuntu okuyikuthi siyavoxa umfanekiso kankulunkulu sithatha njengobilly graham emhlabeni wenhlanganiso zamasonto lamuhla njengoba enjalo nxa singakubiza mhlawumbe umdlali webhola ule bhola manje nxa uzama ukuthathela omunye wakho uqobo ibhola uyaphambanisa ithimu yakho linda omunye wakho bona qhubeka umlindile gcina abanye bonke ukuze agijime futhi siza kungenisa emva kwesikhatshana futhi ujesu uzabuya futhi-ke konke kuzabe sekuphelile inkosi ilibusise manje ngiza ukutho mayelana ngali ndoda uzakhewu futhi bengilayo phezu kwalesi isihlahla uyazi ezivale ngamahlamvu futhi-ke lapho isehla phansi esitateni waya ngekhaya lojesu
futhi ngathi waba lilunga leqembu le-full gospel businessman ngakho nxa kulomunye uzakhewu lapha lokhu kusa ngithemba ukuthi uzathatha leso sixwayiso esihle futhi ube lilunga lamadoda osomabhizinisi evangeli eligcweleyo
othi ivangeli eligcweleyo yebo mnumzana
yiyo into kuphela ujesu ayengabe echumayele kiyo kwakungabe livangeli eligcweleyo kunjalo akunjalo na sibili ngoba wayelivangeli eligcweleyo kunjalo wayengeke aziphike kodwa manje ngelemibhalo ebhaliweyo lapha okokuncinyane isifundo esincinyane esejwayelekileyo akusoze kungithathe kodwa imizuzu emilutshwana nje nxa lingangibekezelela futhi singakakwenzi lokhu manje ebudlelwaneni bethu okuncinyane okuza ndawonye futhi sikhuluma ngezandla zebhere phakathi kwebhakede lokunjalo manje kasifuqele eceleni konke lokhu manje futhi sicabange ukuthi siyejwayela futhi sifuna manje ukungena ingxenye ejulileyo yelizwe asikhothamiseni amakhanda ethu khathesi lapho sisondela kilo ngoba asilalungelo lokusondela elizweni singazange sikhulume lo mlobi kuqala la makhanda ethu ekhothanyisiwe amehlo ethu evaliwe futhi ngiyathemba ukuthi inhliziyo zethu zikhotheme kanye lekhanda lethu ngingazi lapho ngiphakamisa amehlo ami futhi ngikhangele umbuthano nxa kungaba lomunye umuntu lapha ongathi ekuphakamiseni izandla zabo owethu mthumayeli ungikhumbule emkhulekweni ngilesidingo lamuhla unkulunkulu akubusise unkulunkulu akubusise manje uyabona isandla sakho uyakwazi lokho okuphansi kwesandla sakho enhliziyweni yakho makuthi akuphe khona umkhuleko wami unkulunkulu othandekayo lapho silokubonga ngokwalesi isakhiwo ukuthi thina abantwana bakho abathobekileyo singazibuthanisa ndawonye ngaphansi lapha futhi sikhulume nje futhi sibe lobudlelwano ukuze nje sibe yithi lapho sizinikela kukristu futhi sifise ukuba njengaye kakhulu singabazalwane abatezi eduze nkosi amadoda abenelisayo ngokwedluleyo ukuma lapha ukwethula leli lizwi kulami inceku yakho engafanelanga kodwa ithuba liwele kimi futhi baba ngiyakhuleka lamuhla ukuthi nxa ngingakhuluma into engasoze nje ibe ngokwentando kankulunkulu okuthi ngingakakukhulumi ungavala umlomo wami njengalokho owakwenzayo umlomo wezilwane ngolunye usuku ukuze zingakhathazi udaniyeli baba siyakucela khathesi ukuthi ukhumbule munye lamunye wonke umthumayeli futhi limvuselelo ehamba lapha edolobheni nkosi kusehla kusiya e-assemblies of god
Ngiyakhuleka uNkulunkulu othandekayo ukuthi uzathumela imvuselelo phakathi labo ukuthi idolobho lonke lizakunyakazwa ngamandla kaNkulunkulu ukuthi wonke lawo amabhawa labantwana abazulayo bebhoda esitaladeni baza kulethwa esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu futhi bagcwaliswe ngobuhle bakhe futhi kanye lomoya wakhe siphe khona Baba osezulwini. Futhi siyakhuleka ukuthi lamuhla nxa kungaba le ndoda kumbe umfazi umfana kumbe inkazana abalethwe kulumhlangano lokukuza lapha ngaphansi kokusitheka kungqoqwane ukuthi umoya ongcwele omkhulu uzavakatshela inhliziyo zabo futhi ukhulume kibo ngendlela engazwisisekiyo mhlawumbe abanye abazwelazwileyo labo abake bakuthokozisa Nkosi kodwa khathesi sebesukile babuyisele Nkosi lokhu kusa. Futhi siyakhulekela umhlangano lowo umfowethu El futhi nomkakhe labanye siphe khona Nkosi. Manje sihlephulele isinkwa sokuphila njengoba sivula amapheji elizwe ngoba siyakwazi iBhayibheli kalichasiswa ensitha. Kodwa uNkulunkulu akadingi ukuba sichasise elizwi lakhe. Yena ungumchasisi wakhe uqobo. Wathi ngolunye usuku makube khona ukukhanya futhi kwaba lokukhanya. Wathi intombi izakhulelwa futhi yakhulelwa. Futhi ensukwini zokucina ngizathulula umoya wami phezu kwenyama yonke. Kungelani lokuthi umhlaba wathini. Wakwenza. Ngadingi umchasisi uyachasisa amazwi akhe uqobo. Ngokulenza liphile lokuliqinisa ukuba kunjalo. Woza enhlizweni zethu Nkosi Jesu futhi uchasise kithi lamuhla izinto esizidingayo. Sikucela ebizweni likaJesu. Amen. Manje, eBhayibhelini nxa lingavula, ngiyakholwa angikaze ngibe lombiko engake ngazama ukwenza ukukhuluma ngawo engingakaze kuqala ngivale ilizwi. Ngoba ilizwi lami lizakwehluleka, ngingumuntu. Kodwa ilizwi lakhe kalingeke nje lehluleke, unguNkulunkulu. Ngakho asivuleni khathesi okwesifundo esincinyane nje. Futhi sizakuphuma nje. Pose 30, imizuzu engu-40. Inkosi ithanda. Ukusambulo manje, sifisa ukuvula esahlukweni 3 sikaSambulo. Siqale ngendima 14. 40 sifuna ukubala nje ingxenye, umbiko esikhathini sebandla leLaodikeya. Futhi ngiyakholwa, futhi ngithemba abantu bonke abagcwaliswe ngumoya, laba bali beBhayibheli bayakholwa. Bengathi ameni kulokho, ukuthi sisesikhathini sebandla leLaodikeya. Ngoba yiso isikhathi sokuqina. Lalelani kumbiko ngesimo sebandla kulesi isikhathi. Futhi kungilosi yebandla laseLaodikeya. Bala lezi izinto utho u-Ameni. Othembekileyo lofakazi weqiniso. Ukuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu. Ngiyayazi imisebenzi yakho. Kawuqandi njalo kawuchisi. Ebengithanda ukuthi ngabe uyaqanda kumbe uchise. Ngakho-ke njengoba ubuthukuthuku futhi ungaqandi futhi ungachisi, ngiza kukhafula emlonyeni wami. Ngoba uthi nginothile futhi ngilempahla eziningi, njalo kangidingi lutho futhi kawazi ukuthi wena ongohluphekayo, lohawulayo, lo ngumnyama, lo isiphofu, futhi unqunu. Ngiyakweluleka ukuthi uthenge kimi igolide elicengwe ngombili ukuze unothe lezembatho ezimhlophe ukuze wembathe lokuthi ihlazo lakho lobuze bakho lingembulwa njalo ugcobe amehlo akho ngamagcobo amehlo ukuze ubone. Labo bonke engibathandayo ngiyabasola ngibachaye. Ngakho chiseka futhi uphenduke. Khangela ngini emnyango futhi ngiqoqoda. Uba umuntu esizwa ilizwi lami abe sevula umnyango, ngizangena kuye ngidle laye, laye lami. Kuye lo onqobayo ngiza kumnika ukuhlala lami esihlalweni sami sobukhosi njengalokhu lami nganqoba ngase ngihlala lobaba wami esihlalweni sakhe sobukhosi. Lo olendlebe akezwe lokho umoya akutshoyo emabandleni. Inkosi ibusise ukubalwa kwaleli ilizwi. Manje ngifuna ukuthatha okwesikhatshana esincinyane nje, isifundo esincinyane esibizwa ngokuthi iminyango phakathi komnyango. Iminyango phakathi komnyango. Manje lokhu ku iminyango phakathi komnyango ngamazwi amathathu. Iminyango phakathi komnyango. Ungathi kimi, mfowethu, mhlawumbe kulabantu abangu-100 lapha. lapho awucabangi ukuthi lokho kungathi isifundo esincinyane lapho phambi kwakho ule miphefumulo engu-100. Awu lokho kungabe kuliqiniso isifundo sincinyane kodwa akusibo bunganani besifundo okubalwayo kuyilokhu esiyikho khona yilokhu isifundo esikutshoyo okubalwayo. Njengokuthi ngiyakholwa kwakuseLouisville, Kentucky, ngesinye isikhathi esedluleyo umfana omncinyane wayephezulu endlini yaphezulu evulavula amatiranki amadala ekamelweni elingaphansi kophahla futhi wadibana lesitampa sokuphosta sakudala. Awu into yokuqala engqondweni yakhe angathola i-ice cream cone ngalokho kwakukhona umqoqi phansi esitaladeni, ngakho wagijima esetsha sitaladeni ngamandla wonke ayewakwanisa futhi wathi, kuyini ozanginika khona ngalesi sitampa? Umqoqi wasikhangelisisa futhi sase singathi sijujukile. Wathi, ngiza kunika idola. Mina bo, lokho kwathengiseka kalula. Wayengasihambisa ngenikeli. Futhi engajabula ngakho ukuthola i-ice cream ngayo. Kodwa sathengiswa ngedola. Umqoqi wasithengisa ngamadola angu-500. Futhi ngamuva angikwazi nje lapho esahamba khona. Sangena phakathi kwamakhulu amadola. Uyabona, isiqetshana sephepha sasinganganani. Isiqephu nje owawungeke usidobhe phansi esibuyeni. Kodwa kokungayisilwa iphepha elalibalwa, yilokho okusephepheni okubalwayo. Futhi yiyo indlela okuyiyo ngokubala ilizwi likaNkulunkulu. Akusilo phepha nje. Ukuqakatheka kwephepha kumbe ubungako bephepha, yilokho okubhaliweyo ephepheni lelo. Futhi ilizwi elilodwa lanele ukusindisa umhlaba. Ngalingamukelwa ngaleyo ndlela. Ngesikhathi esedluleyo kwakule ngabala indatshana yezinsuku zohloniphekayo wethu, omunye wabomongameli abakhulu engicabanga ukuthi isizwe sake saba laye kwakungu-Lincoln. Akungesikho ukuthi wayevela eKentucky, kodwa ngoba wayengumuntu omkhulu, wancitshwa imfundo, kodwa kanti kwakule nto enhliziyweni yakhe, injongo ethile. Ngithanda umuntu wombono. Ngiyathanda abantu abalento abayilwelayo. Hhathi ukuphonga uhlala. Awu, loba yikuyini okuzayo kuyabe kuqondile. Oh, vuka njalo ukwenze. Futhi uLincoln kazange avumele imfundo yakhe ime endleleni, wayelento yokwenza. Ngicabanga wonke umKristu kumele abe ngaleyo ndlela. Dinga injongo yakho futhi uhambe uyenze. Lonke ilunga lalumhlangano wathi nje, awu, silokudla kwakuseni kanye ngenyanga, lokho kayisikho, kumbe kanye ngomgqibelo wonke. Ngoba le njongo empilweni, enye into oza kuyenza kasi. UNkulunkulu kubeke lapha, yenza enye into ngakho, lonke ilunga lalo lonke ibandla, kule mvuselelo edolobheni, le mvuselelo ekhona kwenjongo. Masitholeni ulutho ngakho, masenzeni ulutho ngakho. Umnumzana Lincoln. Kwakukhona indoda leyo insizwa encinyane wayesempini futhi wayeligwala kwasekuqaleni futhi ngesikhathi somsebenzi wasuka endaweni yakhe futhi bathola enye into emelana layo ukuthi wayeza kudutshulwa futhi wakukubi futhi omunye umpo omncinyane wayemthanda kakuhle sibili. Waya kumnumzana Lincoln ukuyathola uxolo. Wayengumongameli ngaleso sikhathi e-United States lapho. Futhi-ke waya kuye ukuthi axolelwe. Futhi wathi kuye lapho esehla enqoleni yakhe. Futhi umnumzana Lincoln, omude, olendevu, uhlobo lwaseningizimu, ucaki. Futhi wathi, mnumzana Lincoln, kulo mfana oza kufa ensukwini ezimbili kusukela khathesi uzadutshulwa. Ngoba lokho wabaleka ngesikhathi sempi. Futhi wathi, mnumzana Lincoln, umfana akasuye umfana omubi. Kodwa yonke leyo imibhobho idubula, futhi abantu besifa, wayeqhaqhazela. Futhi wayekhathazekile kakhulu, ukuthi waphosa izandla zakhe phezulu, futhi waqala ukuklabalala, wasukuma. Wathi, bengimazi umfana. Wathi, mnumzana Lincoln, ibizo lakho kuphela kulesi isiqephu sephepha, lingamsindisa. Ungakwenza na? Yebo-ke, lumnumzana omKristu masinyane wasayina iphepha uxolelwe sibanibani. Wasayina ibizo lakhe, Abraham Lincoln, umongameli we-United States. Sabuyela isithunywa emuva ngokushesha esingakwenelisa futhi wagijimela isitokisini wathi, ukhululekile, ukhululekile. Nansi lapha isiginetha kamnumzana Lincoln, kamnumzana Lincoln, ukhululekile. Wathi, kungani ubuye kuzongihleka usulu usazi ukuthi ngiyafa kusasa? Wathi, susa lokho lapha, uyangihleka usulu kuphela. Futhi wayengela ukukwamukela. Wathi, hathi, angilifuni. Wathi, wenza kuphela. Wathi, ngaloko kwakungumongameli. Wathi, kwakungabe kule le beji yesizwe futhi yayiza kuba le phepha lakhe eliyilo.
Wathi kodwa isiginecha yakhe. Wathi ngizaba yazi njani isiginecha yakhe. Wathi uyangibeka nje usulu, uzama kunyenza ngizwe kuhle. Futhi waqala nje ukuhlaba umkhosi wafulathela. Umfana wadutshulwa ukuza ukulandelayo. Khona-ke. Emva kokuba umfana esefile, futhi ibizo likamongameli kulesi siqephu sephepha. Owothi uxolelwe. Khona-ke ini. Futhi bakuthetha phakathi komthethwandaba welizwe. Futhi nansi lapha isinqumo somthethwandaba wethu welizwe, okungunomphela wemithethwandaba yethu yonke. Lokhu abakutshoyo kwezinye izikhathi asithandi isinqumo sabo. Kodwa kumele sihlale ngakho okungenani, bona. Ngoba leyo yinsika yokubophela, ngunomphela. Manje, yathi lesi isinqumo, uxolo, kayisilo xolo, ngaphandle kokuthi lwamukelwe njengoxolo. Futhi yiyo indlela ilizwi likaNkulunkulu eliyilo. Luxolo, nxa lisemukelwa njengoxolo. Futhi ilizwi likaNkulunkulu lingamandla kaNkulunkulu kulabo abazalikholwa futhi balamukele. Kungelandaba ulikhangele futhi kuthi, oh, lokho kwaxutshaniswa kube lokutolikelwa okuyizigidi lakho konke lokho. Kungaba yilokho komunye umuntu. Kodwa kini, lokhu kuyilizwi likaNkulunkulu. UJesu Kristu ofanayo izolo lamhlala nini nini. Ubotshelwe ukuhlala lalelo lizwi. Manje kumele ahlulele ibandla ngolunye usuku. Futhi angalahlulela ngebandla leKatolika, abatsho ukuthi uzakwenza. Khona-ke iliphi lamabandla eKatolika azakwahlulela ngalo, ayatshiyana elinye kwelinye. Nxa elahlulela ngamaMethodisti, lina maBhaptisti alisekho. Nxa elahlulela ngamaPentekosti, lina lonke alisekho. Kodwa akasoze alahlulele ngebandla. IBhayibhili lathi uzakwahlulela umhlaba ngoJesu Kristu, futhi uKristu yilizwi. Ngakho uyabona asilazaba yilizwi likaNkulunkulu lelo asahlulela ngalo. Futhi kungelandaba ukuthi kuncinyane kanjani ilizwi elilodwa elimayelana lalokhu watsho uSambulo 22:18. Okuqala ngizaqalisa kuGenesisi. UNkulunkulu wanika usendo lwabantu ilizwi lakhe ukuthi bazivikele ekufeni isono losizi. Kumbe loba yiphi ingozi. Iketani yamazwi akhe. Ungabambi lesi isihlahla esithile. Ngoba ngosuku usidla kuso, lolo suku uyakufa. Futhi iketani iqine kuphela lapho ebuthakathaka khona. Futhi imiphefumulo yethu iyadonzwa phezu kwesihogo. Ibambe kuliketani. Wepule elilodwa lalo, yikho kuphela kumele ukwenze. U-Eva kazange epule umutsho, wepula ilizwi. NgoSathane. Lokho kwakuyikuqala kwebhuku. Phakathi laphakathi kwebhuku kweza uJesu futhi wathi, umuntu akayikuphila ngesinkwa kuphela, kodwa ngalo lonke ilizwi. Hathi ingxenye yalo nje elilodwa nje lapha futhi lapho, kodwa lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Lapho esefile, wavuswa futhi waya ezulwini futhi wabuyela emuva futhi wanika uJohane lokho akutshoyo. Lapho emva kokuvuka kwakhe, wathi aluba, wathi kuyini okuzakwenzakala kulindoda. UJesu wathi, kuyini kini nxa ehlala ngize ngibuye na, engazi khona kanye impilo yakhe yayizaku, kodwa inkonzo yakhe yayizakuqhubeka. Futhi wamphakamisa esahlukweni 4 sikaSambulo futhi wamtshengisa zonke izinto ezazizakuza lezo esiphila kizo lakulesi sifundo lamuhla. Futhi-ke esahlukweni 22, isahluko sokucina indima 18 wathi, loba ngubani ozaphungula ilizwi elilodwa kuleli bhuku, kumbe angezelele ilizwi elilodwa kulo, ingxenye yakhe ezasuswa ebhukwini lokuphila. Bona, ngakho siyakholwa ukuthi umuntu uyaphila ngelizwi lonke likaNkulunkulu. Ngiyakukholwa, futhi ngiyakwazi kuliqiniso. Kuncinyane okunganani, akulandaba. Kuthatha nje ilizwi elilodwa ukukwenza. Ngicabanga ngokuthi kuncinyane kanjani lokungatsho lutho. Ngibona ukuthi iningi labangane bami baseCanada likezi lapha. Ngiyakhumbula ngangiseCanada lapho inkosi uGeorge, lo engangilethuba lokuhamba ngisiya mkhulekela, lapho esiliswa ngaleso sifo sokuqina kwemithambo. Wayegula lolo suku kulesi sifo sokuqina kwemithambo, njalo wayelehlupho lwesisu, izilonda zesisu, njengani iningi lenu baseCanada lisazi, lama-Amerika futhi. Kodwa ngimbona esedlula phansi lapho, ehlezi kulelo tolokishi. Wayeyinkosi, waziphatha njengenkosi. Indlovukazi yakhe enhle ehlezi eceleni kwakhe ngesigqoko sakhe esiluhlaza okwesibhakabhaka. Futhi lapho esehla phansi ezitaladeni. Futhi umngane wami lami sasimile ndawonye. Futhi lapho lelo tolekisi lisedlula watshibilikisa ikhanda lakhe futhi waqala ukukhala. Ngabeka isandla sami phezu kwetombe lakhe futhi ngathi, yini indaba? Wathi, mfowethu Branham, nanso ihamba inkosi yami le ndlovukazi yayo. Awu, ngingakuthakazelela lokho. Ngakho ngacabanga, nxa umCanada ngaphansi kwenhloko kahulumende, hathi inhloko kahulumende, kodwa lokho eyinhloko kahulumende wase-England, futhi besedlula inkosi, ukungenza ukukhala komCanada futhi achibilikise ikhanda lakhe futhi akhale. Kuza kuba njani lapho sibona inkosi yethu? Futhi ukucabanga ngakho, ingxenye yethu iza kuba indlovukazi. Khona-ke,
Abantwana bonke bakhutshwa ezikolo, abantwana abancinyane baphiwa ifulegi yesiBritish, ifulegi yeCanada, ibizwa ngenye into. Mfowethu Fred, ibizwa ngokuthini ifulegi yeCanada? Union Jack. Kodwa babanika encinyane ifulegi yamaBritish, ukuzunguza. Futhi lapho inkosi isedlula bonke abafo abancinyane bemaphandle bezunguza ifulegi yabo yabo encinyane, futhi beklabalala enkosini. Futhi kwakula mabhendi bekhalisa, "Nkulunkulu gcina inkosi," lapho ematsha esitaladeni. Oh, nxa ungathola nje ungabona lokho okuza kuba khona kulokho kuvuka kwabafileyo khonale. Futhi lapho belayelwa, labo bafo abancinyane ukubuyela isikolo masinyazane lapho ukufola sekwedlule. Futhi abafo abancinyane bebuyela emuva esinye isikolo saswela inkazana encinyane. Futhi bahamba indawo yonke ukufumana mfo omncinyane phezulu laphansi ezitshaladeni. Futhi ekucineni, ngemuva kwepholu locingo, kwakumi encane encinyane encuncuncu umuthwa wenkazana. Ikhala inhliziyo yakhe yonke. Hawu, umbalisi wamphakamisa futhi. Luyini uhlupho? Kawuyibonanga inkosi yini? Wathi yebo, ngiyibonile inkosi. Wathi awuzange uzunguze ipulegi yakho na? Wathi yebo, ngazunguza ipulegi yami. Wathi awu, khona-ke kungani ukhala? Wathi uyabona mbalisi, mina ngimncinyane kakhulu. Abanye babemile phambi kwami, babe bakhulu. Futhi ngazunguza ipulegi yami, kodwa akazange ayibone. Futhi waphambaniseka ngakho. Awu, lokho kungaba yikuthi inkosi uGeorge akazange abone lo mfo omncinyane ngesimo. Wayengabe engabonanga inhliziyo yakhe etshisekayo lokuthi wezwa njani kuye, wayemtitshane kakhulu. Kodwa kunjalo ngenkosi yethu, oh, into encane esiyenzayo uyakubona futhi uyazazi zona kanye izinto lemicabango esenhliziyweni yethu. Loba yini esikwenzayo lokho okuncinyane okuyikho, futhi simkhonza njani njengoba sikhonza omunye lomunye. Nxa ngingalithandi ngingamthanda kanjani? Bona, njengoba likwenzile kulaba abancinyane bami, likwenze kimi. Bona, yizinto ezincinyane ezizithiya zingenziwanga kwezinye izikhathi eziqamula iketani yonke, uyabona. Futhi zisenze zikhululeke ingqondo nje enhlanganiso yesonto, futhi zigotshwe ngalezi izinto ezincinyane ezingempela izinto ezidingakalayo. Yonke into, lonke elizwi likaNkulunkulu liyadingakala. Akula leli lodwa lalo elingasala phandle. Kufanele sithathe elizwi lonke lalo ngendlela nje elabhalwa ngayo. Ngimi emnyango, watsho uJesu kulesi sikhathi seLaodikeya, futhi ngiqoqoda. Linanzelele isikhathi sebandla kuphela lapho akhutshelwa phandle kwebandla lakhe. Zonke ezinye izikhathi zebandla wayephakathi kwebandla. Ngamamethodisti lamaludareni lokunjalo wayephakathi kwebandla, kodwa lapho ungaphandle. Izivumankolo zethu lezinto zazimkotshela phandle kwebandla, kodwa umile phandle lapho elokhu eqoqoda. Lo oza kuzwa futhi avule umnyango, ngizangena phakathi kanye laye, ngidle laye, futhi nginike ukusiliswa kwamehlo akhe lezigqoko, njalo nginike inotho yezulwini. Lo oza ngizwa ngiqoqoda. Ngacabanga ukuthi ngingacabanga ibizo lalowo mdwebi owadweba lowo mfanekiso, owapenda umfanekiso bengisitsho wasemnyango. Lapho yazi yonke imifanekiso emikhulu ifanele idlule emzileni kumbe iholi yabathothozi ingakalengiswa kuholi yodumo. Lowo mfanekiso opendiwe wasekuqaleni ungafika kuzigidi zamadola. Kodwa ubona kunjengebandla kumele ledlule phakathi kweholi labathothozayo sidlula khona. Uzakubizwa ngokuthi mgiqiki ongcwele, uzakubizwa yonke into. Kodwa nxa ungabamba kuphela isikhundla sakho kuKristu, khona-ke ngolunye usuku uzasihambisa eholu lodumo. Kodwa kuqala kufanele simele ukuthothoza. Yikho lapho obuncane bethu obuma khona, yikho lapho obutshengisa khona. Lo ongeke amele ukulaywa ngumntwana ozelwe ngobufebe, futhi hathi umntwana kaNkulunkulu, kungela ndaba ukuba ujoyine kanganani ibandla loba yini ayenzileyo. Lokhu enjalo nxa engeke amela ukulaywa ulivezandleni, futhi akasuye umntwana oqotho kaNkulunkulu. Kodwa oqotho, umntwana oqotho kaNkulunkulu wakala ndaba lokho umhlaba okutshoyo, yonke into ngeyesibili kule ngqondo yakhe kuKristu, futhi lokho kuyayiqeda indaba. Yebo, loba yini uKristu athi ukwenze uzakwenza khona, loba ngaphi indlu eliya khona bakanye laye loba ngaphi. Futhi-ke uyabona ukubonakala kwakhe, ubukhona bakhe, lalokho akwenzayo. Uhlezi elabantu bakhe, umlobokazi wakhe uyamkhombisa ngolunye usuku kuza kuba ledili lomtshado. Futhi lumdwebi ngalokho Lapho kudlula phakathi kwabachothozi. Iqembu labachothozi labuthanela lomdwebi angenelisi ukucabanga ibizo lakhe ngizama ukucabanga uMichelangelo. Kodwa wayengumbazi wesithombe sikaMose. Kodwa kangikwanisi ukucabanga ibizo lakhe. Kodwa okungenani wathi, umfanekiso wakho ubalulekile. Wathi kangilalutho olubi engingalukhuluma ngomfanekiso. Wathi, ngoba uphethe isibane esandleni sakhe. Uyatshengisa ukuthi uyabuya futhi ebumnyameni bobusuku. Wathi, futhi ke usemnyango. Ele khanda lakhe, indlebe yakhe, ukuze angaze abe leqiniso ukuthi kasoze weqwaye kusabela ukunyinyazana. Ule ndlebe yakhe ikhangele emnyango, uthi uyaqoqoda emnyango. Wathi kodwa uyazi mnumzana, kule nto eyodwa oyikhotiweyo emfanekisweni wakho. Futhi umdwebi kwamthatha isikhathi sempilo ukuwudweba. Wathi kuyini lokhu engikukhotiweyo mnumzana? Wathi kungelandaba lokuthi wayeqoqoda okunganani, bona. Ukhonjwe ukufaka isibambo kuwo. Kakula sibambo emnyango. Nga ungananzelela, umnyango kakula sibambo kuwo. Wathi umdwebi, ngiwupende kanjalo. Yabona mnumzana, wathi isibambo singaphakathi. Nguwe ovula umnyango. Uyavula umnyango. Kuyini lokho umuntu wakuqoqodela emnyango womuntu? Uzama ukungena. Uyazama ukungena phakathi. Mhlawumbe ulenye into afuna ukukutshela yona, kumbe ukukhulumisana nawe, ulombiko kuwe. Futhi yiso isizathu abantu beqoqoda emnyango womunye. Bale sizathu sokukwenza. Akungeke kube nalokho kusenzakala kungela sizathu esithile. Ungeke uye endlini yomuntu ngaphandle kule sizathu sokuhamba. Nga kungela okunye okuvakatsha. Umphathela umbiko kumbe okunye. Kukhona isizathu esithile sokuba umuntu waqoqode emnyango womunye umuntu. Loba ngaphi okulombuzo khona, kumele kube lempendulo. Akungeke kube lombuzo kungela mpendulo. Ngakho yikho lokho esikudingayo eBhayibhelini. Imibuzo yosuku. IBhayibheli ilempendulo ukuthi uKristu yileyo mpendulo. Manje abantu abaningi abaqakathekileyo baqoqoda eminyango kudlula izikhathini zempilo, futhi abaningi baqoqoda izikhathini ezedluleyo. Futhi lapho mhlawumbe izikhathi eziningi ziqhubeka, kuza kubala abaningi abantu abaqakathekileyo. Manje into yokuqala, mhlawumbe nxa omunye umuntu waqoqoda eminyango wakho, nxa ongakwenza, wawubhoda ngalapho udonse ekhetheni. Ubone ukuba ngubani olapho. Nxa uphathekile, njengoba sisitsho ukuthi sinjalo lamuhla, ngiphatheke kakhulu ukuya ebandleni, ngiphatheke kakhulu ukwenza lokhu. Uthi uyazi, ibandla lami kalikholwa entweni enjalo. Uthi bona, siphandle kwendlela kwezinye izikhathi elizwini. Kodwa ungadonsa ikhetheni, khona ke ufuna ukubona ukuthi ngubani ome lapho. Uthi nxa kungumuntu wokuqakatheka, masinya uyagijimela emnyango. Manje kasibuyeleni emuva kancinyane nje, futhi sithathe abantu abalutshwana abaqoqodayo. Asibuyeleni futhi sicabange ngoFaro eGibhithe. Amakhulu amaningi eminyaka edluleyo, aluba uFaro, inkosi yaseGibhithe, wehla phansi endlini yomuntu kazana. Futhi lomuntu kazana wayengazathi kavumelani loFaro, futhi engakholwa izimiso zakhe, futhi esethukana laye, futhi kodwa nangu lapha emi uFaro, emile emnyango womathi ngezitina kumbe umavoxa udaka, njengoba singababiza phansi eGibhithe. Uthi wadonsela ikhetheni lakhe emuva. Uthi nango lapho eli uFaro olamandla emnyango. Futhi uyaqoqoda ebobotheka ebusweni bakhe. Ngani, lowo muntu kazana angavula umnyango futhi athi, ngena Faro omkhulu, makuthi inceku yakho ethobekileyo ifumane umusa ebusweni bakho. Nxa kulenye into phakathi kwemiduli yami, ninjengesigqili kuwe Faro. Ongihloniphile ngaphezu kwabazalwane bami. Uze endlini yami, lapho ngiyindoda engumnyanga. Uvakatshela kuphela amakhosi, labahloniphekayo, labantu abaqakathekileyo, futhi mina kangiqakathekanga. Kodwa ungivakatshele, ungihloniphile Faro. Kuyini inceku yakho ethobekileyo engakwenza? Okungelandaba lokho uFaro angakucela, loba impilo yakhe wayeza kuyinika. Sibili, ikuhlonitshwa. Okumbe sithi okwesibonelo, uMoyo Adolf Hitler lapho engumkhokheli waseGermany. Aluba wayengabe wehla, waya endlini yesoja. Futhi lelo qembu lamasoja esinazi, esesihonqweni lapho. Futhi into yokuqala uyazi ngani, omunye umuntu waqoqoda emnyango, futhi isoja elincinyane lathi, ah, ngizwa kubi lokhu kusa mkami, batshele ukuthi basuke. Futhi wanyonyobela emnyango, futhi wadonsa ikhetheni wathi, myeni, myeni, yeqa ngokuphangisa. Luyini uhlupho, ngubani ome lapho? UHitler.
umkhokheli wasejemeni oh minabo lowo msotsha omncane weqa wagqoka izigogo zakhe ngokuphanyisa wama eqonde nta waya lapho emnyango wavula ikhiye yomnyango futhi wavula umnyango futhi wathi bayethe Hitler bona wayeyindoda enkulu insuku zakhe egermany kuyini engingakwenza aluka wayethe hamba uye kweqa eliweni phandle lapho wayengakwenza ngani akusela omunye akula omunye umuntu oqakathekileyo egermany ensukwini zamanazi ukwedlula u-Adolf Hitler ayeyikho wayeyindoda enkulu futhi yena futhi yinhlonipho bani lapho evakatshela kuphela ugenerali labantu abakhulu kodwa lapho awusemnyango wesotsha elihamba ngenyawo o ngeqiniso kwakungaba ludumo olukhulu kuye aw manje sithini ngeflagstaff siza kuletha eduzane ekhaya aluba limini ukuthi umongameli wethu umnumzana Johnson LP Johnson aluba wayengehla endizamtshineni phandle lapha kwenye indawo futhi manje sonke sisekilasini eyodwa yabantu sonke singabayanga mhlawumbe omunye olomsebenzi omncinyane ongcono mhlawumbe indlu engcono kodwa phezu kwakho konke singabantu nje kodwa aluba wehla phansi endlini yakho phansi lapha mhlawumbe ozithobe okudlulisileyo wethu futhi waqoqoda emnyango wakho futhi waya emnyango futhi lapho kwema umongameli LP Johnson ngani kungaba yinhlonipho enkulu ungehlukana laye ngepolitiki kodwa uzakube ungumuntu ohlonitshiweyo ukuba lo mongameli we-United States emile emnyango wakho ungubani wena kumbe ngingubani mina futhi nanko kumi uLyndon Johnson emnyango wakho lanxa ungaba ngumsocialisti kumbe mrepublican kumbe uthiyane layo amamayili ayisigidi kodwa kunjalo kungaba yinhlonipho liyazi ukuthini ngoba waphiwa linhlonipho ngani itelevishini iyakuphosa kuskrini lobu busuku sibili amaphephandaba aphakathi kusasa aza kuba lezihloko zendaba kuwo phakathi lapha ephepheni leflagstaff ukuthi John Doe umongameli we-United States uphaphele eflagstaff izolo enganxuswanga futhi waphongwedla kungela ngitsho esinxuso futhi waqoqoda emnyango wakho ukuthobeka lowo mongameli angaba lebizo lokuba yindoda ethobekileyo emkhulu njengalokhu ayikho kubuya kwami kumbe emnyango wakho thina asibantu khona-ke ehle phansi futhi akhulume lathi ngani wawungahamba phansi esitaladeni futhi uthi yebo yimi umfo umongameli ungivakatshele mana uthule wethi ngikuthathe umpikitsha wakho ngikhangele uthenta manje ukhangele kanjani lapho usuka uhamba uza kuba ngumuntu oqakathekileyo sibili aluba indlovukazi yase-England ingabuya loba lingekho ngaphansi kombuso wakhe kodwa kungaba yintwenipho kwabanye benu lina bafazi ukuthi lithokozise indlovukazi yase-England lanxa lingekho phansi kombuso wakhe kodwa kukanti ungumuntu omkhulu uyindlovukazi enkulu emhlabeni kulesi isikhathi ngempela unjalo uba kukhulunywa ngepolitiki kodwa uba ekucela into encane engabizi lutho esemdulini wakho obe ukuqakathekisa kakhulu ukungamnika kungaba yinhlonipho kuwe ukukwenza sibili uyindlovukazi yase-England futhi ungahlonitshwa ngumongameli futhi wonke umuntu wayengakhuluma ngokuzetshisa kwendlovukazi yase-England uphapha ukuzobona umfazi othile eflagstaff umuntu omncinyane ongasilutho futhi amaphepha akuthwala futhi indaba ziza kubaneka kodwa uyazi umuntu oqakathekileyo kakhulu sonke isikhathi uJesu Kristu uqoqoda emnyango wethu futhi uyaqojwa ukwedlula amakhosi wonke leziphathamandla ezake zaba khona kunjalo futhi ungamamukela futhi uphume phandle futhi ukhulume enye into ngakho umhlaba ongaphandle uza kuhleka ebusweni bakho akula izindaba eziza ngubani ongabuya endlini yakho ongaba mkhulu kulo Jesu Kristu ngubani ongaqoqoda emnyango wakho omkhulu kulo Jesu Kristu ngubani ongakwenza lokho indodana kaNkulunkulu owayengaqoqoda endlini yakho ngubani ongaqakatheka kakhulu futhi kanti uyaqoqoda usuku ngosuku futhi nxa ungamamukela ubizwa ngokuthi uhlanya ngakho bona ukuthi umhlaba wazi njani owabo kunjalo kodwa manje wayengeke abuye ngaphandle abe lesizathu sokubuya futhi ucabanga ukuthi ukuzetisa kukamongameli Johnson kumbe indlovukazi yase-England kumbe loba nguphi umuntu omkhulu ukuthi kwakuzatshengiswa kanjani ukuzetshisa kwalowo muntu omkhulu oqakathekileyo ukuqoqoda emnyango wakho pho-ke ukuzetshisa kwendodana kaNkulunkulu singobani thina kodwa izoni singcolile sizalelwe esonweni sabunjelwa ebubini sabuya emhlabeni sikhuluma amanga Uthi ke indodana kaNkuluNkulu izabuya futhi iqoqode eminyango wethu. Manje indlovukazi yase-England ingakucela isisa, ingathatha enye into kuwe. Kanjalo umongameli engakucela ukuthi wenze izinto obungafuni ukuzenza, engakucela amagugu obungafuni ukuwayekela. Uthi kungeke kutsho lutho kuye nje. Kodwa uJesu uletha enye into kuwe lapho eqoqoda, uletha ukuthethelelwa. Ungakwali. Ngoba njengoba kwathethwa umthethwandaba yethu lapha, kanjalo kuza kuba njalo embusweni wezulu. Nga waqoqoda futhi waletha ukuthethelelwa futhi wakulandula. Uthi ube ezonweni zakho, uzabhubha. Loba hole nhlonipho yokuhlala enhlanganweni onjengalowo. Loba hole nhlonipho yokuza embuselelweni. Kumbe ibandla lakho, futhi wezwa umalusi wakho ichumayela umbiko wevangeli. Futhi wena wawule wena uthi, yebo ngangikhona lapho, mhlawumbe wena kwakunzima ukutsho ukuthi kuyini konke ongakutsho. Ngizwe ukuhlabela ngikukholisile ngezwa ubufakazi, kwakuqotho kodwa wakuyala. Aluba ngangiyinsizwa futhi ngafumana ikhosikazi elincane, wayemuhle, wayengumKristu, wayengenza, wayengabe zonke izinto. Awungeke uthole icala ngakho, kodwa kumele ubeke eceleni imikhuba yomuntu. Wena uthi, oh, ngiyakholwa kunjalo, ngiyabona wabekwa, kodwa kumele ukwamukele. Wena, khona-ke, lo mfazi uba ingxenye yami, khona-ke uba ingxenye yelizwi, okungumlobokazi. Nga eyilizwi. Umlobokazi uza kuba yilizwi lomlobokazi. Bona, ngeqiniso kuza kwenza. Bona, kumele ukwamukele. Ungatsho lokho ofuna ukukhuluma ngaziphenya ngomongameli. Kodwa ngokuvamileyo lapho ithuba likaJesu lisiza emnyango wethu, siyamxotshela nje eceleni. Bona, nje kasifuni lutho lokwenza layo, sithi, awu, ngolunye usuku. Aluba ungaqoqoda emnyango womunye umuntu, manje kasithibilikiseni umfanekiso okomzuzu. Aluba wahamba futhi waqoqoda emnyango womunye umuntu, futhi ubaphathele ulutho, futhi phezu kwakho konke, babe kuwe njengawe ukuNkulunkulu. Awu, nga ungakwenza ngani kulungile, kodwa kawulazibopho ezibotshelweyo. Ngakho lapho uqoqoda emnyango womunye umuntu futhi basebenza unguza efasiteleni futhi bavala ikhetheni, kumbe loba ubuye emnyango futhi uthi, esinye isikhathi. Awu, ngizathanda, angilasikhathi lokhu kusa. Uyakwazi lokho ongakwenza, mhlawumbe into efanayo engingayenza labanye babo bonke. Wawungeke ubuyele futhi. Kodwa wathi uJesu, ngimi futhi ngiqoqode. Aqhubeke eqoqoda. Bona, lo odingayo, hathi ukudinga, odingayo, lo oqoqodayo, ukuqoqoda, ukuqoqoda ukuqhubekela phambili, oqoqodayo. Bona, lo odingayo, lo oqoqodayo, uzabu, hathi nje, njengomfanekiso womahluleli ongalunganga, umfazi wahamba futhi efuna ukuphindisela, ukuphindisela, kodwa akazange akuthole. Yena waqhubeka, eqoqoda, futhi encenga, futhi wathi, okumsusa nje, ngizaphindisela isitha sakhe. Kangakanani ubaba osezulwini, bona. Kumele kube yithi siqoqoda emnyango wakhe. Kwakumele kube ngu-Adamu egijima phezulu futhi esehla isivande ememeza, baba, baba, ungaphi wena? Kodwa kulalokho, kwakunguNkulunkulu egijima phezulu futhi laphansi esivandeni. Ndodana, ndodana, ungaphi na? Bona, lokho nje kutshengisela lokho esiyikho, sihlezi sikatsha kulokuphuma lokusivuma. Siyazama ukubaleka sikatshe ngemuva kwenye into. Leyo nje imvelo yomuntu, silakho ngaleyo ndlela. Yebo mnumzana. Ungapha laba abantu okuhle ongaba lakho yonke into, kodwa ungeke wamukele uJesu. Angikukhulumeli lina, kodwa ngitho abantu lapha. Kumbe mhlawumbe ungathi lokhu, ungathi mshumayeli, ngenza nje lokho, ngavula inhliziyo yami nje futhi ngavumela uJesu angene. Ngakwenza lokho eminyaka engu-10 edluleyo, ngenza lokho eminyaka engu-20 edluleyo. Awu, lokho kungabe kuyikho sibili, kodwa yikho konke okwenzileyo na? Bona, ngifuna ukulibuza khathesi. Nga unganusa loba ngubani endlini yakho, futhi ke lapho ungena phakathi komnyango, omunye umuntu ukunusile phakathi bengisitsho, uthi ngena phakathi. Yebo, ngile njongo ngizaphuma phandle kwedolobho futhi ngihlonitshe, uyabona. Iyo indlela abantu abaningi abamukela ngayo uKristu. Ngizani? Ngingowebandla, ngingowenkulu indawo kaSibanibani phansi lapha, lapho uDokotela PHAL angena khona, uyazi. Futhi kulibandla elikhulu umyeyo ngena lapho lakho konke, uyazi. Ngingwalelo bandla, bayamvumela phakathi lokho nje kangako. Yebo, ngizamamukela, bona. Okwenzuzo eqondene labo. Kodwa kuyoba kanjani lapho uJesu esiza enhlizweni? Abantu abaningi bayamamukela ngoba kabafuni ukuya esihogweni. Kodwa lapho uJesu esiza enhlizweni yakho, ufuna ukuba yinkosi, hathi nje umsindisi, kodwa inkosi njalo. Inkosi yikubusa. Uyangena phakathi ukuthatha indawo. Manje wena uthi kunjalo namfowethu Branham, sibili, sithi nga ngikunuzile endlini yami, futhi ubuye emnyango. futhi waqoqoqa emnyango futhi ngakhangela phandle ngathi yebo ngena phakathi ngawo ngangisiza awu yenza njalo kodwa manje lapho ungena phakathi manje ngangifuna ukuthi ubambabambe ngasendlini yami mana khona lapho emnyango khumbula isifundo sethu iminyango phakathi komnyango manje phakathi kwenhliziyo yomuntu kule minyango eminingi emincane futhi yona iminyango emincane ibalela izinto eziningi ukumvumela nje phakathi lokho kayisikho konke lapho engena phakathi lapho ngingena endlini yakho nga ungemukela iminyango ngani nga ungathi ngena phakathi mfowethu Branham ngiyathokoza sibili ukukubona ngangingathi awu kulithuba kimi ukubuya endlini yakho Oh, awungeke ubuye futhi uhlale phansi mfowethu Branham ngena phakathi endlini yethu zize usekhaya oh minabo ngingaya efrijini ngithathe enye yalawo masamusa amakhulu ephose ibe ngaka ngikhumule izicathulo zami futhi ngingene ekamelweni lokulala futhi ngilale phansi futhi ngingaba lokuzitika sibili kwejubhili bona ngani ngoba ngizwe ngamukeliwe ungenze ngemukelwa ngakho-ke ngingakuthakazelela nxa ungangenza ngemukeleke kodwa nxa ngingena endlini yakho futhi wangitshela wena mana lapho emnyango manje ungahambahambi ngalapho ngingeza-ke ngizwe ngamukelekile ngakwenza yini hathi bona ngeza-ke uze wamukelekile omunye umuntu wakunxusa phakathi futhi wathi manje mana yebo ngena phakathi kodwa mana khona lapho manje kulo mnyango omncinyane lapho ungena enhliziyweni yomuntu sizakhuluma njengezithile zazo bona asila sikhathi sokudlula kuyo yonke leminyango ngoba minengi kakhulu bona kodwa sithi imizuzu engutheni elandelayo ngasikhulumeni ngethile eminyango emithathu manje esandleni sokunene senhliziyo yomuntu lapho ungena emnyango kulo mnyango omncinyane esandleni sokunene futhi lokho kubizwa ngokuthi phakathi lapho umnyango wokuziqhenya oh minabo ungayi ukuyangena kulowo mnyango abafuni inkosi phakathi lapho kulowo mnyango lokho ayikuziqhenya ngiligazi eliluhlaza ngiyanakekela oh yebo manje khangela ngiyakutshela ngibona ikuziqhenya ungahambahambi phakathi lapho manje angeke azwe eyamukelekile ingqe kuphela kugcina lowo mnyango ovalekile kumele akuthobise bona yikho lokho akubuyela khona ujobe ungitshela kumele ngiye phansi lapho futhi ngiyenze njengabanye bonke awu akudingi ukuthi ukwenze leyo yinto eyodwa eliqiniso awu ngizakutshela ucabanga ukuthi ngizakwenzani lapho ngishiya kuphansi lyebhizinisi isikhathi esilandelayo kuyini engingakwenza nxa ngihlangana lomkhathi wami kusasa futhi lokho kumele ngithathe umoya lowo kini futhi ngingecela phezulu lapho phakathi laphakathi komsebenzi wami futhi ngiqale ukukhuluma ngendimi
oh
lokho kungangiyangisa hathi hlala phandle kwalapho ubona nanko-ke bona yebo uyavumela ujesu angene phakathi uzajoyina ibandla futhi ufake ebizo lakho kilo wamukele ujesu njengomsindisi wakho kodwa uthini ngokuba abe yinkosi yakho lapho elokulawula okugcweleyo lapho eyinkosi kulakho konke kungokwakhe o uzinikele ngokugcweleyo kuye khathesi kodwa lokho kuziqhenya okuncinyane o utho ukuthi okwethu abafazi sizamele sivumele inwele zethu zikhule awu yikho lokho akutshoyo sizamele sithiye ukupenda inzipho kumbe ukupenda ubuso yikho lokho akutshoyo awu ucabanga ukuthi iqembu lami lezokuthi ungaliza kuthini bangibiza ngokuthi oqhuba isidala awu gcina nje ukuziqhenya kwakho kubeke uza kuma emnyango lapho yikho kuphela angaphelela khona kodwa lapho usulungele ukuvula lowo mnyango umvumele angene phakathi uza kukuhlanzela khona okaputula bazaphoselwa lapha ebhimu futhi ukuzipenda kuya kubuyela ebhimu futhi umagela inwele uyakufa ngendlala nxa igela kuphela inwele zabafazi kokholwayo weqiniso manje uthi lokho aku oh yebo kuyakwenza futhi yikho lokho ibhayibhili elakutshoyo kunjalo bona leli zwi elincinyane lapho lelo ongamfuni ukuthi aliphazamise awu umalusi wami kangila ndaba lokho umalusi akutshiloyo yilokho ibhayibhili elakutshoyo kulihlazo ukuba mfazi enze njalo awu uthi kufanele sifundise izinto mfowethu Branham ukuthola kanjani umoya ongcwele lokuthi ube kanjani lokho uzafunda kanjani i-algebra uba ungazi o-ibc bakho ngawazi ngitsho lokuthi kanjani ukwenza ngokunjalo okukhangeleka njengonjalo okugqoka njengonjalo kulihlazo ukubona laba abafazi esitaladeni lamuhla ngangena endaweni izolo lapho oh enye igenge yabotsotsi yangena bona amadoda ayelenwele emehlweni abo zehla phansi futhi zile ngaphansi ngemuva kwabo futhi njengamathayithi okunjengabantwana abancane abakugqoka besiya esikolo kanye lezicathulo ezinkalakatha ezinkulu bezigqokile umlomo ovuleke ingxenye uyabona ukuthi ngamantshongandlebe futhi bangene phakathi lapho kanjalo bathi singamafrenji ngubani emhlabeni ongaqhatha umuntu onjalo kubhizimisi yakhe baphila njani futhi ngabona abafana abathile behlezi lapho bavela kule yunivesithi phansi lela ama-bitniki akwenza kumbe ngiyakholwa bazibiza izibungwana kumbe ama-bitnis kumbe okunye okunjalo okunye kwalokho okuvela endleni Futhi ke phakathi lapho njengalokho ngubani owayengaqhatha indoda enjengaleyo kumsebenzela? Ungafaka indoda enjengaleyo emsebenzini wakho? Lina bosomabhizimisi, nawe ungakwenza wena uyilenye into, awukasondeli okwaneleyo esiphambanweni. Khangela kulaba abafazi phandle esitaladeni, futhi kulihlazo. Mhlawumbe abafazi abancane abamsulwa ebela lezi izigqoko ezincinyazana abazigqokileyo.
Bona
lihlazo indlela abakhangeleka ngayo. Awe, wena uthi ngani umfazi wenza ubufebe? Bathi, mana lapha mzuzu jaha, ngimsulwa nje njengoba lokho kungaba njalo emicabangweni yakho, futhi kungaba njalo ufakaza langokutshelwa ngabodokotela ukuthi kungaba njalo. Kodwa khumbula, ngosuku lokwahlulelwa uza kuziphendulela ukwenza ubufebe. UJesu wathi, loba ngubani okhangela umfazi ukumkhanuka usevele wenza ubufebe laye enhliziyweni yakhe, futhi uzethule phambi kwakhe. Ubona ukuthi udeveli ubenze baphumputhekiswa njani? Kulihlazo, kulihlazo. Uyabona, balomoya, umoya owenza lokho, umoya ongangcwele. Kodwa umoya ongcwele oqotho uzakwenza umfazi agqoke kuhle futhi akhangeleke engcwele. Mngani wathi kimi ngesinye isikhathi sasisetha phansi esitaladeni futhi sathola umfazi walesigqoko asigqokileyo emuva elizweni lethu. Kwakuyinto emangalisa kakhulu. Bona kungela amapentekosti amaningi emuva lapho. Ngakho siyafumana ukuthi wayelesigqoko asigqokileyo futhi wathi, Bili, wathi, ngiyabazi abanye babo abafazi bahlabela amakwayeni phansi lapha kulawa amabandla. Ngathi, Sibili, wathi, awu, futhi bona bezitsho ukuba ngamaKristu. Ngathi, Sithandwa, khangela, bona azisibo. Wathi, kungani abantu bethu? Ngathi, khangela, Sithandwa, azisibo bosendo lwabo, ngitsho. Wathi, ini? Wathi, ngabase-Amerika. Ngathi, yebo, kodwa thina asinjalo. Wathi, asinjalo. Ngathi, hatshi. Ngathi, lapho ngisiya eGermany, ngifumana umoya weGermany, lapho ngisiya eFinland, ngale, lapho abafazi abagezisa khona amadoda. Iningi lenu amafinishi, abafazi bagezisa amadoda. Ngakho lo ngumoya wesifinishi nje, abantu abakhulu abatsha Sibili, kodwa uyafumana, loba ngaphi oya khona uyathola umoya wesizwe. Uyangena ebandleni futhi ukhangele umalusi nxa ephaphatheka futhi ephonga uqhubeka, ibandla liza kuba njalo. Wabona, bathatha umoya omunye lomunye kulo moya ongcwele. Yiso isizathu esile mfundiso ephambukisiweyo yeBhayibheli kulokuphenduka eplanini. Bathethe umoya othile wenhlanganiso yesonto, bona. Kodwa ilizwi alazakali kubo njengalokho kwakunjalo ensukwini lapho uJesu esiza esazisa ivangeli eliqotho leqiniso. Bathi udeveli ungubhelizebhabhu, bona. Kodwa lapho-ke uyakuthola. Futhi wathi, awu, khona-ke asisibo be-Amerika siyini? Ngathi, umbuso wethu ungowaphezulu, bona. Sikhululekile, sazalwa kutsha. Umbuso kaNkulunkulu uphakathi kwethu, bona. Yenza njengaphezulu khonale, lingamanxusa avela khonale. Ungathi, sizakhamizi lapha, siphila lapha emnyameni, kodwa imimoya yethu sizihambi labafokazi. Singabenzini emhlabeni khathesi, ngitsho laselizweni lethu uqobo, ngoba samukele ukunxuswa lapho kuqoqoda enhliziyweni yethu ukuba yingxenye yakhe ilizwi lakhe. Futhi ilizwi liyasilungisa, liyasenza siphile, futhi lisenze senze njengamaKristu. Ngesinye isikhathi esedluleyo eningizimu, indaba encinyane, kwakule nkosi kumbe umthengi, babethengisa izigqili. Lokho kwakusesikhathini sosobandlululo, futhi babelezigqili eningizimu, babehamba futhi bathenge njengalokho ongakwenza imota eyasebenzayo endaweni yokuthengisela. Manje mina ngingumahlanganisa ngempela, ngitsho umbandlululi. Ngingumbandlululi ngoba angilandaba ukuthi baphikisa okunganani, awungeke ube ngumKristu futhi ube ngumahlanganisa. Akunjalo, Sibili. UNkulunkulu wehlukanisa izizwe zakhe, uyehlukanisa abantu bakhe. Phumani phakathi kwabo, ungumbandlululi. Ungaqali ngitsho ungathinti izinto zabo ezingcolileyo. Wadonsa u-Israyeli, lolo sendo lwabaJuda, kuzo zonke izizwe emhlabeni. Ungumbandlululi. Kodwa ngikholwa ukuthi loba nguphi umuntu abe yisigqili. UNkulunkulu wenza umuntu, umuntu wenza izigqili. Ngangikholwa ukuthi omunye kumele abuse phezu komunye loba yiwuphi umhlobo, umbala kumbe olunye olutho. Kodwa kukhona ukubandlululwa, umlobokazi kaKristu ubandlululiwe emabandleni wonke, futhi lokho yikho kanye. Ibandla ngokwemvelo lebandla likamoya, ibandla ngokwenyama, ibandla ilizwi. Kuhlezi kunjalo. UJesu weza kwabakhe uqobo, abakhe uqobo abamamukelanga, kodwa bonke abamamukelayo. Ngakho lokhu kwakuvame ukuba labathengi, abathenga bethengise, babehamba futhi bathenge lezi izigqili. Ngesinye isikhathi kwakulo yedwa owabuya ensimini enkulu, futhi wazikhangela. Izigqili zazitshaywe kanzima lakho konke uyazi. Babe kachana lekhaya babe ngasoze babuyele futhi. Amabhunu abase Holland babe hambile futhi bathatha babaletha lapha futhi babathengisa futhi babe ngasoze babone ubaba njalo umama njalo. Babe ngasoze babone ingane zabo njalo. Babazalanisa omunye lomunye bathatha indoda enkulu bamzalanise kumfazi omkhulu. Kachana lomkakhe ukwenza izigqili ezinkulu. Oh, uNkulunkulu uzabenza bakuphendulele lokho ngolunye usuku kunjalo. Lokho akulunganga. NjengoAbraham Lincoln wathi ngesinye isikhathi lapho esehla emkhumbini lapho eNew Orleans ethatha ingane yakhe njengomphongolo wesitofu. Wabona amanegro abancane abangu 3 kumbe 4 bezisaphansi bemile lapho bengelazithathulo lapho ababe inkomokazi yayilele khona yasusa umqando emhlabathini zazimile emva kokungenisa inkomokazi phakathi. Inyawo zabo ezincinyane ezindala zidabukele zisoba. Babehlabela kulezicathulo ngelezicathulo labo bonke abantwana bakankulunkulu balezicathulo. Lapho esehla emkhumbini phansi lapho weza esibayeni senkunzi kwakulomnegro omkhulu wayemi phezulu lapho emthaya ngalapho ehlola inhliziyo yakhe futhi wamgijimisa phezulu laphansi esitaladeni elomsilo ngemuva kwakhe. Khona-ke ahlola inhliziyo yakhe abone nxa wayelungile. Umkakhe omncinyane ohawulayo emile lapho abantwana abangu 2 kumbe 3 ngaphansi kwengalo zakhe njengalokho okumthengisa ukumzalanisa lomfazi omkhulu. Abraham Lincoln omdala wakubeka lokho ngaphansi kwengwane yakhe ingwane yakhe ngaphansi kwengalo yakhe njengalokho futhi watshaya isibhakela sakhe wathi lokho kubi futhi ngolunye usuku ngiza kutshaya lokho ngakungithathela impilo yami. Futhi phecheya phakathi komuseum eChicago kugeza isigqoko silegazi phezu kwaso leso esakhulula lowo mnigro kulokho. Futhi ngithi ukuthi isono lezinto kubi. UNkulunkulu angisize ukukutshaya nabo bonke abanye abathumayeli bevangeli. Sizelwe sikhululekile abantwana bakaNkulunkulu. Asilamsebenzi kuloba yiphi imvuma nkolo kumbe nkoloze ukusingenisa ekhansili yamabandla omhlaba. Singabantu abazelwe bekhululekile kumoya ongcwele silelungelo. Siyaphuma ezintweni ezinjengalezo ukuba ngamaphentekosti. Akunjalo. Manje sikhululekile akudingi ukuba sibotshelwe phansi kulezo zinto njalo. Kodwa umthengi wathi ekhangele ezigqilini zakhe ikhulu kumbe enye into yazo ensimini enkulu wathi tshono omunye mfo omncinyane lapho babengadingi ukumtshaya isikhuba sakhe siphandle lesilevu sakhe siphezulu ekhona emsebenzini wathi tshono ngifuna ukumthenga. Wathi oh hathi umnini wathi akathengiswa ha-a. Wathi awu uyisigqili na? Wathi yebo. Wathi kuyini okumenza atyuke? Wathi kumupha ukudla okwahlukileyo? Wathi hatshi konke badla phandle lapho emabhodweni ndawonye. Wathi ngabe enguva asaphezu kwabo? Wathi hatshi uyisigqili nje. Ah, wathi kuyini okumenza atyuke? Wathi uyazi ngangimangala lokho ngokwalo. Kodwa wathi uyazi phecheya elizweni lakibo lapho abavela khona e-Afrika. Lo yise umfana yinkosi yesizwe. Futhi lo baye ngumfokazi uziphatha njengendodana yenkosi. Oh, ngacabanga into bani yesiKristu. Bafazi ekani ukugqoka lezo zigqoko kanjalo. Madoda ekani lokho okukhuluma insomo ezitambazayo lazo zonke izinto. Singamadodana lamadodakazi enkosi. Gqoka njengendlovukazi. Gqoka njengenkosikazi. Yenza njengendoda emnene. Ungavumeli inwele zakho zikhule phansi njengalokhu. IBhayibheli lathi kubi. Imvelo iyalifundisa ukuba indoda ibe lenwele ezinde. Futhi kulihlazo lento ejwayelekileyo ukuba umfazi akhuleke kanye lenwele zakhe ziqunyiwe. Futhi kanjani ngalokhu? Kuyisinengiso ukuba umfazi agqoke isembatho esinjengesendoda. UNkulunkulu omkhulu ongaguqukiyo kaguquki. Kodwa kunjalo lamuhla kuyaxega njengalokho ilizwe lonke lethu eliyikho. Ihlazo. Asenzeni njengamadodana lamadodakazi kaNkulunkulu. Asiphileni njengakho. Singamadodana enkosi. Siyiwo. Siyiwo khona manje. Leli qembu lamatyibilili lengcekeza lokungcola ngalapha. Abantu bazibiza amaKristu futhi belokhu besenza njengalokho. Kodwa khumbula sathola ukuqoqodelwa ngolunye usuku futhi samvumela ukungena phakathi. Ukuziqhenya lakho konke kwasuka. Amen. Bangilandaba lokho abangibiza.
Oh, I guess I'm just a little old-fashioned, but my Savior was old-fashioned too.
Akunjalo na, la izwa ingoma, woba ngowesidala. Ungazami ukulingisa omunye umuntu, ngumzekeliso wakho. Zama ukuba njengaye, lo moya okuwe uzakusiza ukuthi wenze lokho. Yenza impilo yakho njengeyakhe. Yebo, kulo mnyango lapho, ngifuna ukubiza omunye umnyango, ngiyathatheka kakhulu. Kulo mnye mnyango lapho olandelayo nje kulo mnyango uhamba ngasezandleni sokunene. Futhi lo mnyango ngumnyango ongena empilweni yakho efihlakeleyo. Oh. Oh, awumfuni yena awone lokho. Manje nxa ngifuna ukuphuma bandle ephathini yencinyane yotshwala kuyini kuwe? Ngiliphi ibandla lizangitshela ukuthi ngizakwenzani? Aha. Nanko-ke. Bona. Okwechumi kweholo lami. Ngubani oza kungitshela ukuthi ngenzeni? Leyo impilo yami yangasese, ngiyenza imali. Ngile mpilo yami uqobo, ngizagqoka kaphudula nxa ngifuna lelo lilungelo lami uqobo lomamerika. Lokho kuliqiniso. Sibili, kunjalo. Kodwa nxa uliwundlu futhi hatshi imbuzi. Bona. amawundi lawo awalandayo baza kwehlukaniswa ngolinye usuku. Imvu iloboya, iyo into kuphela elayo ukuthi ayingeke ilungise uboya lobo. Basitelwa ukwenza isithelo sikamoya, kodwa ukuthela isithelo sikamoya. Futhi ingqeku yimvu izazala, akudingi ukuthi ilungise izindlala lakho konke okuphakathi kwayo yimvu. Iza kwenza uboya ngoba ingaphakathi yakhe ilezi ndlala le-adrenaline, lezi nto ezithatha ukwenza uboya. Futhi nxa ungumKristu uza kuhambisana lelizwi. Kangila ndaba lokho omunye umuntu akutshoyo. Awudingi ukwenza ulutho futhi ulethe phansi ulutho udonse upompe. UngumKristu. Kuyazenzakalela nje ukuthi uvele uthele isithelo sikamoya. Bona, bona. Futhi iyo indlela okuyiyo. Bona. Kodwa abantu lamuhla abakufuni udlala ngempilo yabo efihlakeleyo. Into kuphela oyenzayo vula nje wonke umnyango ngalapho manje uthi ngena phakathi Jesu khangela okwenzakalayo. Lapho ubona ebhukwini kumele wenze lokhu uzakwenza. Ngani uyimvu kwasekuqaleni khona-ke. Kodwa nxa ufuna nje ukuhlala mgcine emnyango uthi nje ngijoyine ibandla ngifana lawe. Bona. Ngamukela uKristu mhlawumbe yikho lokho okwenzileyo. Kodwa umenzile yini inkosi? Bona. Manje inkosi angeke ihlale phansi ibhuku lemithetho futhi itsho ilizwi futhi-ke ibisisiza lapho futhi iliphile. Futhi nxa usithi ulo moya ongcwele futhi ibhayibheli itsho into ethile yokwenza futhi uthi oh angikukholwa lokho. Khumbula nje lo moya phakathi kwakho kawusiwo umoya ongcwele ngoba angeke aziphike. Kunjalo angeke aziphike wabhala ilizwi futhi uyalikhangela ukulenza. Bona. Ngakho akasiwe ongcwele. Ngumoya kulungile. Kungaba ngumoya webandla, kungaba ngumoya kamalusi, kungaba ngumoya womhlaba, kungaba njalo. Angikwazi ukuthi kuyini, kodwa loba yini okuyikho kungaba ngumoya wenhlanganiso yesonto. NgingumMethodist, ngingumBaptist, ngingumPresbyterian, ngingumPentecost, ngiyilokhu lokho. Pentecost, manje khumbula mangikuqondise. IPentecost kayisiyo inhlanganiso. IPentecost yisehlakalo osamukelayo. Lina mamethodisti, mabaptisti, makatolika lakho konke lingahlangana nesehlakalo sepentekosti. Awungeke ujoyine epentekosti ngoba kakula ndlela yokuyijoyina. Ngibe semulini yakobranham okweminyaka engu-55 ngiyazi kabakazi bangicele ukuba ngubranham. Ngazalwa ngingubranham futhi iyo indlela ongumkristu ngayo uzelwe ngumkristu. Kunjalo manje oh leyo mpilo yangensitha oh ngiyakutshela umalusi wami uyahamba kuli midanso senza i-twist barathi kulungile. Bona. Ungabuyi ungitshela lokho engingakwenza lalokho engingeke ngikwenze. Kulungile. Bona. Awusoze umvumele phakathi. Umyekele nje ake angene kanye futhi-ke ubuyele ku-twist kumbe i-rock and roll kumbe loba yini ozakwenza ubone lokho ongakwenza awungeke ukwenze. Umvumele angene kanye futhi-ke uqalise ukugqoka ipheya yabogabhudula abanye benu lina bafazi. Ngiyakwazi ukuthi ngilithathela isikhathi eside kodwa ngifuna ukukhuluma enye into eyodwa nxa kulungile mayelana ngalokhu. Ngiyakholwa mhlangano omkhulu inkosi eyake yangivumela ukuyibambela waseBombay lapho engangilabangu-500,000 kodwa futhi abangu-200,000 e-Afrika Durban endaweni yemijaho. Leyo mini ngathi emva kokuba sebebone into enkulu emangalisayo inkosi yethu elomusa yehla phansi futhi yayenza. Ngathi amamishinari balifundisa ilizwi kodwa ilizwi liyaphiliswa futhi lenziwe liphile. Lokhu akutshoyo kumele kuphile. Futhi-ke lapho kwakulokusiliswa kwi-25,000 okwathatha indawo ngesikhathi sinye. Futhi imumbi phezu kwemumbi zezihlalo ezinhle lapho. Umkhuleko nje owodwa omncinyane babebonile umoya ongcwele nje. Labo bantu abangazange babekwazi ukuthi babengobani lokuthi bavela ngaphi. Yikho kuphela ababekufuna ukukubona. Bona. Futhi ngabuza abangaki abafuna ukwamukela uKristu. Kwaba le-30,000 abema ngezinyawo zabo. Abomdabu abagqoka ingubo bethwele izithombe. UDokotela Bosworth, uDokotela Baxter labo baqala ukukhala. Futhi umfoti Bosworth wagijima phezulu wathi umfoti Branham lolu lusuku lwakho lokwetheswa umqhele. Umfoti Baxter wathi umfoti Branham ingazi bengicabanga ukuthi bebesitho ukusiliswa komzimba. Lowo mfana ehamba ngezandla zakhe futhi lamadolo futhi umoya ongcwele wamtshela lapho avela khona lalokho okwakwenzakele wathi ukhuluma. Ucabanga ngomfoweni usemuva lapho phose ingxenye yemayela lapho wayegade phezu kwembuzi elithanga futhi waselimaza unyawo lwakhe. Ngathi kodwa itho kanje inkosi usilisiwe nangwe siza umfana ilezi godo zokuhambisa ezandleni zakhe njengalokho futhi kwabathatha phose imizuzu engu-20 ukuba ibutho libathulise. Khona-ke lo mfana esezandleni zakhe lenyawo njengalokho phansi wangenelisi ngitsho lokuphakama enqunu. Oh minabo into eyesabekayo enjalo wayecabanga ukuthi uza phezulu lapho kuzivakashi uyazi sengathi uzokwenza umdanso wemahlathini futhi ngathatha iketani futhi ngayinyikinya. Ngathi ngangangingasiza leso sidalwa esiyawulayo futhi ngingakwenzi ngangiza kuba yini bengingasoze ngibe ngofaneleyo ukuma imuva lapho. Kodwa ngathi angeke ngimsize kodwa khathesi ngelesipho esincinyane ngingasidonsa nje sisebenze loba yini inkosi ekutshoyo. Futhi lapho inkosi itshengisa yamtshela ukuthi wayengubani wathi unina loyise bahlezi phakathi lapho bangamazulu futhi wathi bacakile abejwayeleki umzulu angaphikisa amaphawundi angu-300 muntu munye. Ngakho-ke wathi kabejwayelekanga kodwa lomfana wazalelwa ekhaya lamakristu ngoba kweyakhe esandleni sokudla lapho ungena emnyango kulomfanekiso kakristu endlini encane yotshani. futhi lokho kwakuqondile kanye onina lo yise baphakama futhi lelo libizo lakhe nguye lo ayenguye futhi lakho konke babengazwisisi ngakhangela imuva ngambona emile embonweni lapho eqondile njengokukwanisa kwakhe kazange asukume empilweni yakhe wazalwa enjalo ngathi inkosi ujesu imenza aphile wayengekho ngitsho lasengqondweni yakhe eqondileyo ezama ukuhamba babba njengalokho futhi ngabamba iketani futhi ngayinyikinya njengalokho ngathi ujesu kristu ndodana uyakuphilisa sukuma ume ngezinyawo zakho nango evuka inyembezi zisetha phansi futhi zasuka esiswini sakhe esimnyama lapho esetha phansi njengalokho ngabona 30,000 abomdabu abagqoka ingubo benikela inhliziyo zabo kujesu kristu lapho ngiseklabhu yamakhiwanisi ngathi manje bangitshela ukuthi ngangiza kuba ngumgiqi wongcwele lapho ngisuka ebandleni lebhaptisti ukuze ngidlelane labantu bonke bathi awu uza kuba ngumgiqi wongcwele ngathi iqembu labazalwane bami bebhaptisti ngathi lithumele amamishinari phakathi lapho okweminyaka edlulileyo e-150 kuyini engabafumana beyikho belokhu bethwele izithombe ngathi kodwa amandla okuvuka kwajesu kristu abangu 30,000 bamukela ukristu ngesikhathi sini manje ngifuna ukuthi ngithi kini bafazi uyakwazi ukwenzakala kulabo abafazi ngathi khona emhlabathini lapho elime khona umoya ongcwele uza kuligcwalisa futhi lapho bephakamisa izandla zabo ukwamukela ukristu njengomsindisi wabo futhi lapho besuka lapho benqunu manje bengelalutho kuphela isigamba esincinyane elenjana phambili futhi lapho besuka lapho bagoqa ingalo zabo njengalokhu ngoba babesebukhoneni bamadoda emva kokuba sebamukele ukristu manje singakwenza njani thina odadewethu singatsho kanjani kulesi sizwe lapho esitsho khona ukuthi siyakholwa futhi singamakristu futhi iminyaka yonke bayakhumula eziningi lapho lowo muntu engakaze aze ngitsho ibizo likakristu kodwa nje wamamukela enhliziyweni zabo hatho ongeke abatshela ukuthi babenqunu babengakwazi kodwa bazimboza njengalokhu ukusuka bahambe usuke olulandelayo kumbe ezimbili wawungabaphumana begqoke izigqoko okotshobo oluthile o minabo kulenye into embi kwenye indawo kuyikutshila isensi yezenkolo amandla okuvuka kwajesu kristu njengalokhu akwenza endodeni okuthiwa ngulidiyoni samthola esembethe futhi esengqondweni yakhe eqondileyo futhi ngaqala ukukholwa ukuthi ngumoya ophezu kwabantu obafucela kuleso isi-amerika lesifrentshi lazo zonke inhlobo zezinto zomhlaba lezamabandla kodwa bavumele bafike kuleyo nkosi kanye futhi bazo lokhu okuqoqoda emnyango bazagqoka izigqoko futhi benze njengabesifazana lamadoda futhi baza kuba ngamakristu azelwe kutsha amen yebo manje sengiqedile sokusele imizuzu engu-20 ukuthi kutshaye u-12 nje imizuzu emilithwana mangeqe okunye okwesikhatshana nje eminye imibhalo ngizathanda ukuvula omunye umnyango kungaba kuhle na umnyango olandelayo khona lapho lukholo bona impilo yakho eyimfihlo umnyango wokuziqhenya impilo yakho eyimfihlo manje kasivuleni kukholo iringi yawo nje wonke bona kodwa asiyeni kukholo liyazi ngesinye isikhathi esedluleyo ngangisesibhedlela lo mfazi esiyakuhlinzwa wangibiza wathi mfowethu branham ngingumhlehleli muva ungangikhulekela na ngathi yebo mama ngingathokoza ukukwenza ngathi ngumhlehleli muva yebo ngathi manje asimeni nje okomzuzu mangikubalele imibhalo kwakule khosikazi elalilele lapho embhedeni la ngikhangela ngokungazwisisekiyo sibili yena le ndodana yakhe phose iminyaka engu-20 ubudala uRicky ojwayelekileyo futhi emile lapho ekhangele kimi njengalokho futhi ngathi yebo mama ngathi ngabala imibhalo kuye loba izono zakho zibomvu ziyakuba mhlophe njengongqoqwane loba zibomvu njengegazi zibe mhlophe njengoboya bezimvu futhi lapho ngibala lokho kuye ngathi uba uyedukile bona usukile kuNkulunkulu kodwa uNkulunkulu akasukanga kuwe kungenjalo ubungasoze ungibize waqala ukukhala ngathi sizakhuleka lelo khosikazi ngale empedeni olandelayo lathi mana komzuzo lapho ngathi yebo mama wathi donsa lelo khetheni futhi ngathi awusuye umkristu na wathi singama-methodist ngathi awu lokho kulani lakho bona akwedluli ukuthi uthi wawuyisatonkana nga wawusesibayeni sengulube bona ngathi lokho akutsho lutho bona kodwa uyabona yikho lapho okubuya khona lokho okulunga kokuzenzela lokho okuphambene lokholo lwethu ngathi asifuni ukusilizwa ngunkulunkulu ebandleni lethu kumbe lolo hlobo lwento bona bona lokho engikutshoyo bona kabavumeli phakathi kwalowo mnyango lokho kumelana lokholo lwethu kulokholo olulodwa kuphela ukholo lunye inkosi inye ubhaphathizo lunye lolo kholo ukholo lwami lukhangela phezulu kuwe wena undlule eCalvary sindisi uNkulunkulu manje ngizwe lapho ngikhuleka susa konke okungakholwa kwami isono kulesono esisodwa kuphela lokho ekungakholwa umuntu onathayo kayisiso isoni bona lokho bona kayisiso sono akusisono okunatha akusisono okupheba ukuqamba amanga akuntshontsha lokho akusisono lezo izifanekiso zokungakholwa Nga wawu ikola, ungeke wenze lokho, bona. Kulababili kuphela ngumuntu ongakholwayo kumbe ikola, bona. Okukodwa kumbe okunye. Awuzenzi zonke lezi izinto lenhlelo zenkolo kanjalo ngoba nje awukholwa. Nga wawu ikola, ilizwi okholwa kilo ngoba uKristu ilizwi, bona. Futhi ke ngongakholwayo ngoba ukholwa omunye omkhuba kumbe ezinye imfundiso nkolo ezingezelelwayo eBhayibhelini. Kumbe enye into lenhlanganiso zamasonto ziyakwenza. Kodwa ikolo leqiniso lihlala khona kanye lalelo lizwi. Futhi uNkulunkulu usebenza phakathi kwalelo lizwi indlela yonke. Ukwenza kugcwaliseke kulesi isizukulwane esiphila kuzo. Futhi manje nanzelela. Futhi uthi, onye, Foti Branham, inkosi, awu, lokho kulungile, wakulabanengi abangasokwanga amaFilistiya abahambayo ngezinye isikhathi futhi. Futhi kulamaGibhithe bazama ukulandela uMose bechapha ulwandle olubomvu, kodwa ekuqineni. Njengojanisi loJambrezi bamelana loMose, awu, siyathola into efanayo osukwini lokucina, iBhayibheli lacho. Manje phambidlana kancinyane. UJesu wathi lapha, kulesi isikhathi. Ngoba wena uthi lokho nginothile futhi ngilempahla ezineni khangela nje ukuthi sinjani lamuhla akunothi ayibanjaleke laba yikho futhi awu yazi lina maPentecost lalingcono kakhulu nqala liphandle lapho lile thambo lina ekhoneni njengalokho baba benu labo mama ababe yikho kodwa lina mabandla angcono okwedlula amanye wonke manje apha ngisakukhula emhlabeni kodwa ungaphi lo moya kaNkulunkulu ovame ukuba phakathi kwethu. Lichiye into eqotho ngoba uthi ninothile. Khumbula le iPentecost ekhuluma kiyo ngoba isikhathi sePentecost isikhathi sokucina. Bona yonke imvuselelo esibelayo akula enye inhlanganiso eqalisayo. Akusoze kube khona lokhu ikuphela ingqoloyi isivuthiwe khathesi. Akukho lephezulu ngamahlambulo ehlangane khoba futhi sekuphumile kwaba sengqoloyeni khathesi. Bona akusekho bakhona futhi baqalisa iletha rain encinyane kodwa kwaphutha nje. Okunye futhi kuza kuba njalo baza. Le ingolo iphuma nanzelela. Futhi ngoba uthi nginothile futhi ngilempahla ezinengi kangidingi lutho futhi awukwazi ukuthi wena uyahawula. Uzisa usizi uyisipofu unqunu. Futhi awukwazi. Ngiyakweluleka. Oh minabo. Ngiyaqoqoda eminyango wakho. La udikeya. Ngiyaqoqoda eminyango wakho. Futhi ngiyakweluleka ukuthi uze kimi futhi uthi uthenge igolide elicengwe emlilweni, isembatho esimhlophe, ukuze ubunqunu bakho bungabonakali. Khupha lezi izinto, futhi ugqoke ngokufaneleyo, bona, ukulunga kukaKristu, amazi. Hathi ukulunga kwami, ukulunga kwakhe. Futhi ngiyalilaya njalo, ukuze lithole umuthi wamehlo, ukuze ugcobe amehlo akho, ukuze ubone umuthi wamehlo. Ngingumkhintaji, ngazalelwa phansi ezintabeni, futhi sasivame ukuba le ndawo encinyane endala phezulu endlini yaphezulu, futhi thina abantwana sasiphakamiselele elincinyane elephowuli, esasilikhwela busuku bonke, futhi salala phansi, benza kokufaka isiqephu seseliphezu kwethu lapho kusiba longqokwane, awu, izinkanyezi, amapulanka amadala aphezulu, bangake abakwaziyo ukuthi amapulanka amadala aphezulu ayini, awu, mfowethu, kungani ngingagqokanga ihovorosi yami phezulu lapha, ngingekhaya bona, awu, amapulanka amadala aphezulu, bangake abaziyo ukuthi umatilasi watshani uyini. Manje kuyini elikwaziyo? Ngicabanga ukuthi ngizwe ngisizwa amadabuzane enkolo mayelana ngenye into. Awu ngiyathemba ngimekhaya ngempela manje. Lokho kusho. Kuthi angizange ngazi lutho kwaze kwaba iminyaka emilitshwana edlileyo. Bangaki abaziyo ukuthi isibane esidala siyini? Isimini endala abaziyo. Lokho kwakuyinyanga endala lesikhova eceleni. Ayevame ukuba lesibambo umncinyane endlini. Kumele sigeze le ndlazi endala uyazi. Ngangivame ukuthatha isikhaphazelo esidala futhi sasingicaphakela. Ngakho ngathatha leyo shimini yesibane futhi ngayiphendulela phezulu lapho. Ukuyivimbela ukuba ingacaphakeli. Yebo impela. Manje. Ukhulu wami wayengumthiyi. Umama. Kamama wami wayephuma eMarizeva. Wathatha inkazana yeNdiya evela eMarizeva, amaCherokee, lapho eKentucky leTennessee. Ngiyazi ukuthi ngabe isigodini saseCherokee. Futhi bona, wazingela futhi wathiya zonke isikhathi. Leyo kwakuyindlela ayeziphilisa ngayo. Futhi thina abantwana silele phezulu lapho, ngani? Kwezinye izikhathi kwakuqanda sibili. Futhi leyo ntungulu ingene phakathi lapho. Sasibanjwa umqando we-28, futhi amehlo ethu ayenamathela evaleke ebusuku uyazi. Umama wakubiza ubuthuku. Wazi ukuthi lokho kuyini kodwa umkando oyangena emehlweni akho futhi kuqande futhi wayesithi ulobuthuku emehlweni akho ngenxa ye uyazi intshungulo ibhoda ngalapho umoya oqandayo uzawungena ebusuku amehlo ethu ayevuvuka avaleke futhi umama wayefika lapho eleleni ebuseni lapho esenze amabhisikiti uza kuba nomhluzi wamabele ehlezi etafuleni futhi wayesithi Billy Ngani siti, yebo mama. Wena lo Edward, yetani phansi. Mama angiboni, ngabiza umfowethu, sasimbiza ngokuthi hambi. Ngathi akaboni laye, bona. Amehlo ethu ayisolo buthukukiwo. Wayesithi, kulungile okomzuzu nje. Futhi ukhulu, lapho wayebamba inyamazana efanana leqaqa, bangake baziyo ukuthi inyamazana efanana leqaqa ikuyini. Yikho lokho, futhi wayebamba inyamazana efanana leqaqa, wayekhupha amafutha kuyo awafaka egabheni. Futhi igirisi yenyamazana efanana leqaqa yayiselapha konke emulini yethu. Babesinika yona nxa silomphimbano kanye letapenti yankuwo lamafutha amalatshe, sasiyiginya nxa sibulawa ngumphimbo. Khona ke sithathe leyo girisi yenyamazana efanana leqaqa ichisa. Wayesiza futhi afilishe amehlo ethu. Futhi amehlo ethu ayevuleka, bona. Wawu igrisi yenyamazana efanana leqaqa eyakwenzayo, bona. Manje mfowethu dadewethu sivile esikhathini esiqandayo ebandleni. Kunjalo, intshungulu eneni yezenkolo engenile. Umuntu wonke usele umvimbano. Abantu abaningi balamehlo abo wonke evalekile. Futhi kule khansile enkulu yamabandla umhlaba ezayo phezulu lapha. Izalibamba ngamandla lonke okubalingene kuyo. Sebesuka kulelo lizwi, amaqembu ethu uqobo ayakwenza. Ngilo mlandu ngombiko. Hathi ukwahlukana. Kodwa ngenxa yothando. Uthando luyaqondisa. Phendukani, hlala khatshana laleyo nto. Lina bafowethu abatshumayelayo. Kangila ndaba ukuthi amaqembu enu enzani. Hlala khatshana lakho. Hlala phandle kwakho. Kuluphawu lwesilo. Hlala khatshana lakho. Bona. UJesu uyaqoqoda kulesi isikhathi seLaodikeya. Bona lapho abambeka khona phandle. Uzama ukufika emuntwini ngamunye. Hathi zinhlanganiso lamaqembu abantu. Uzama ukuthola wedwa lapho, lo wedwa lapho. Izama. Bonke laba engibathandayo ngiyabalaya. Njengomfowethu omncinyane waba lombono lapha. Futhi wathi waye lombono. Futhi wathi lokhu kukhanya okufanayo kwemukelayo kungakubangela ukupha kwakho futhi. Bona. Bonke laba engibathandayo ngiyabalaya. Chiseka. Lokuphenduka. Ngima emnyango futhi ngiqoqoda. Manje khangela igirisi yenyamazana ifanana loqaqa ayikuncedi ngalutho kulokhu. Kodwa kulomthombo ogcwele ngegazi elidonswa emthanjeni kaEmmanuel. Lapho izoni zigqunyuzwe phansi kokugcwala kwalo, zilahlekelwa ngamachata okungcola kwabo konke. Lelo selo lathaba ukubona lowo mthombo osukwini lwakhe. Lapho sengathi mina ngimubi njengaye. Wavula amehlo ami ngomuthi wakhe wamehlo. Umoya wakhe wehla phansi futhi wagudumeza iBhayibheli umuthi wakhe wamehlo. Ngangingakuboni, ngangingowasendaweni nje umalusi weBaptist. Kodwa ngolinye usuku wathumela umoya wakhe phansi, athi igirisi yenyamazana efanana leqaqa ayenza achisa. Kodwa wathumela umoya ongcwele lomlilo. Umuthi wamehlo omncinyane ufakwe kwelami iBhayibheli, amaBhayibheli ami futhi ngangibona ngamehlo ami. Ngitsho ngatilita emehlweni amehlo ami ukuze ngibone iBhayibheli lami futhi ngabona lokho wayefana izolo lamuhla lanininini. Makuthi lonke elizwi lomuntu libe ngamanga futhi elami libe liqiniso. Ngimi emnyango futhi ngiqoqoda. Enye indaba encinyane, silesikhathi na? Yebo, khona-ke ngizahamba, bona. Kwakulo mdala onsundu phansi lapho eningizini. Futhi umalisi wakhe ngamazi, umfo omuhle omdala. Sasimbiza ngokuthi Gebu, ibizo lakhe wayenguGabriel, futhi sapho ngumbiza Gebu. Wayekezi umalisi lami, sasahamba ukuyazingela kakhulu. Wayengumzalwane omdala onsundu, futhi saphuma ukuyazingela. Futhi ke uGebu omdala wayethanda ukuzingela ukwedlula loba ngubani engake ngamazi. Kodwa wayesehluleka kunene. Ngakho ngolinye usuku umalisi wakhe futhi laye bahamba ukuyazingela. Futhi sasingenelisi ukuqondisa uGebu ukuthi aye ebandleni. Waye engakwenzi. Wayengela kubuya ebandleni, wathi ngiyiphansi lapho okulabazenzisi khona. Ngathi kodwa Gebu, ingqeyo uhlala phandle, bakhulu kulawe, ucatsha ngemuva kwabo, bona. Ngathi ucatsha ngemuva kwabo, umncane kulabo, bayehla, bahambe, futhi benze umzamo, bona. Futhi ke wathi ngicabanga inengi lenu, umnumzana Bill, kodwa wathi ngiyazi uJonzi omdala uyahamba phansi lapho, futhi akasilutho, udlala amadayiza lakho konke lokho. Ngathi lokho kulungile, Gebu, bona, lokho kulungile, kodwa khumbula uJonzi kumele akuphendulele lokho, awudingi ukuthi ukwenze, uyabona, nga uhamba nje. Ngathi ulo malusi olungileyo. Umalusi Jones ngomunye wamadoda alungileyo elizweni. Ngathi menze abe isibonelo sakho nxa ungeke ukhangele kudela lokhu. Umvumele abe ngumzekeliso wakho. Ngakho ngolinye usuku umfowethu Jones wathi wathatha uGebu besiyazingela. Futhi wathi sathola imivunda lezinyoni lolo suku ukwedlula esasingakuthwala. Futhi wathi zangena kusihlwa. Wathi uGebu omdala wayesiza ngemuva futhi ethwele kanzima liyazi njengalokho. Futhi umkakhe wayengoqotho womKristu othembekileyo wayele ndawo khona lapho. Umfazi ogcwaliswe ngumoya ongcwele futhi wayehlezi ele ndawo yakhe yomsebenzi. Ngakho waye uGebu omdala wayelandela emuva uyazi. Futhi umalisi Jones wathi wakhangela ngalapho wayebona uGebu omdala waqhubeka ekhangela amajombe akhe njengalokho ilanga litshona. Wathi selehlile sibili, seliphola. Wathi emva kwesikhatshana, wathi wayehamba ngalapho, wathi uGebhu omdala uyeza. Wayele mpompi yombhobho wakhe, ulengise imibhunja lezinyoni lezini. Wathi wachweba umalusi ehlombe, futhi wathi, malusi. Wathi ngachibilika, wathi yebo Gebhu yini indaba. Ngakho wakhangela, futhi inyembezi ezinkulu zisesha zitatini zakhe ezimnyama lapho indevu zakhe sesiba mpunga. Uthi malusi, mina bengihamba kulolu kunji lapha phose okwengxenye yehola. Wathi bengikhangele ilanga lelo litshona. Wathi uyazi. Lezi indevu zami ezimpunga, lenwele zami ziphenduka. Wathi uyazi, ilanga lami selitshona futhi malusi. Wathi kunjalo Gebhu, futhi we manje, futhi wachibilika wathi, yini uhlupho ngawe. Wathi ilanga lami selitshona futhi. Wathi uyazi ukuthini. Wathi ngaqala ukucabanga, wathi njengoba bengihamba emuva lapho. Wathi uyazi, wathi inkosi kufanele ingithande. Wathi sibili uyakwenza Gebhu. Wathi uyazi angenelisi ukunemba. Wathi bengingenelisi ukutshaya ulutho. Kodwa wathi besifuna sibili inyama le ngekhaya. Futhi wathi khangela nje inkumbi enkulu enhle enyamazana anginike yona lezi inyoni lemivunda. Wathi ngilokwaneleyo ukuzigcina iviki yonke elandelayo. Wathi kufanele ukuthi ube ngithandile ngoba angeke ngitshaye lutho uyazi. Wathi ngani ngeke ngikutshaye. Kodwa khangela nje lokho angiphe khona. Khona ke wathi kumele angithande kunjalo. Wayengeke angiphe lokhu. Wathi kunjalo. Futhi wathi, awu ngibe lokuqoqoda ungazisekiyo emnyango wami phansi le. Ungitshele ukuba ngiphenduke. Wathi Gebhu, ilanga lakho selitshona lawo. Wathi malusi, uyazi lokho engikwenzileyo malusi. Wathi ngamenzela isithembiso. Wathi Gebhu, ngifuna ukukubuza ulutho. Wathi intshumayelo bani engiyitshumayelileyo ekwenze wezwa njalo. Wathi malusi. Kumbe wathi, manje manoko mzuzu wathi, yipi kwaya ehlabelileyo. Wathi, oh, ngeqiniso ngiyakuthanda lokho okuhlabela phansi ebandleni malusi. Wathi, ngiyathanda wonke umbiko owutshumayezayo ngoba uvela kulelo bhuku elide, futhi ngiyakwazi ukuthi kuqondile. Kodwa wathi, kwakungayisikho lokho. Wathi, waqoqoda nje, futhi ngathalaza lapha, futhi ngibone ukuthi wayemuhle okunganani kimi. Lokho angipha khona. Wathi, isonto ekuseni, ngizahamba khona phezulu phambili lapho ome khona. Wathi, ngizakupha isandla sami sokudla. Wathi, ngoba senginikele inhliziyo yami enkosini khona phansi oqaqeni lapho. Wathi mina ngizapapathizwa futhi ngithathe indawo yami khona eceleni komkami. Futhi ngizahlala lapho inkosi ize ingibizele phezulu. Bona, wenza nje ukuthi akhangele ngalapho. Futhi wabona ukuthi uNkulunkulu wayemuhle okunganani kuye. Ngingumishinari. Nga ungakhangela ngamehlo engikhangele ngawo khathesi, futhi ubone indawo yama-Indiya, labo bantu abancane abalambileyo, omama, belamba isitaladeni, abantwana babo abancinyane abasakwanisi lokukhala, ngokulamba. Futhi nje cabanga ngalokho ebesilakho lapha lamuhla. Khangelani imoto alibuye ngazo, khangelani izigqoko elizigqokileyo, khangelani ukuthi linothe njani. Mngani, awuzwa yini lokho kuqoqoda okuncane lapho kwenye indawo? Akasikhulekeni. Sila makhanda ethu ekhotheme lenhliziyo zethu. Lapha imizuzu igijima. Okungaba imizuzu 7. Kungakabi yimini enkulu. Owethu dadewethu, isayensi iyasitshela kungaphansi kwemizuzu emithathu kuze kube phakathi kobusuku. Manje. Nga ungakhangela njengalapho, futhi nje ucabange okomzuzu. Abantwana benu abancane abahlezi lapho eceleni kwenu, bangaki abancinyane abaphethwe ukuqaqamba kwemisipha. Khangela umkakho omuhle mfowethu. Futhi ucabange ukuthi bangaki amadoda abiza izigidi zamadola. Futhi ethanda umfazi ngenhliziyo yakhe yonke. Olizulane lwamabhawa. Engapha isigidi sakhe esiqandayo, ukuba lalowo mfazi amthande ngendlela umkakho akuthanda ngayo. Futhi wena mfazi, bangaki abafazi? Bangaki omama lapha lokhulisa kanye labantwana babo abancinyane? Bangaki obaba abalabo? Ngani? Minabo, kulamadoda abaningi abakhangele umbheda womntwana, into encane edonsekileyo, into ehawulayo encane igogekile. Futhi khangela kulabo abantwana abancinyane abade olabo. Bona. Futhi abaningi abancinyane mhlawumbe.
Oh God.
Oh Nkulunkulu. Kule zinto eziningi kangako nxa ungakhangela nje. Ube muhle kithi ama-America. Manje awungeke uzwe nje ukuthi ungafuna ukuba ube lo muthi lokhu kuza. Vula amehlo ami abone kude nje Nkosi. Vula amehlo ami. Njengodadewethu ehlabela kakuhle, ilihlo lakhe liphezu kwenkonjane, inkonjane encinyane nje. Futhi ngiyazi uyangikhangela. Manje ukukhangele khona manje liyezwa nje phansi kwenye indawo okuqoqoda okuncinyane njengalokhu. Ngivakatshile lokhu kuza, inhlonipho enkulu eyake yabhadala, nga usizwa lokho kuqoqoda enhliziyweni yakho. Ungaphakamisa nje isandla sakho uthi ngalokhu Nkosi, ngosizo lwakho lomusa wakho, kusukela lamuhla kusiya ngiza kuphila duzane lawe ngokwazi kwami ukuphila. Yikho kuphela ngikwazi ukukucela. UNkulunkulu akubusise, UNkulunkulu akubusise. Ngosizo lwakho lomusa, lamuhla kusukela lamuhla kusiya kangisoze ngikukhotshwe lokhu. Khangela, ngiyama emnyango futhi ngiqoqode. Nga loba nguphi umuntu. Umanje kumbula kungaphi lapho ayiqoqoda khona esibayeni hathi ebhawa hathi kungaphi aqoqoda khona ebandleni nga loba nguphi umuntu ongezwa ilizwi lami futhi avulekini ngizangena futhi ngidlelaye futhi laye kanye lami uNkulunkulu othandekayo lawa amancinyane aphukileyo axubeneyo amazwi amalutshwane lawa akhulunyiweyo lokhu kuza ngenye indlela vumela umoya ongcwele awachazise enhliziyweni zabantu. Manje bekulabaningi Nkosi, mhlawumbe phakathi kwalaba abantu abangu-100 lapha, kube labangu-20 kumbe 30 abaphakamise izandla zabo. Angila ndlela yokwazi nje lokho ababekufuna Nkosi. Kodwa ngiyazi ukuthi imini enkulu imizuzu emilutshwana eseleyo, futhi kunjalo ukubuya kwenkosi. Kanti lungqoqwane engakancibiliki emhlabathini, singabe sesibiziwe. Lalesi kungaba yisikhathi esingantshintsha elizayo lonke kuloba bayathiwa lapha kumbe bayinyukela phezulu. Nkulunkulu othandekayo, ngokuthobeka siyamukela uJesu, siyamukela wonke amazwi akho. Sigcwalise Nkosi, sigcwalise ngomoya ongcwele wakho ukuthi impilo yethu ngokuzenzela nje izathela isithelo. Siphe khona Nkosi, sithethelele amaphutha ethu amaningi. Oh, sigcwele ngawo Nkosi, futhi asila lutho esingalunikeza Nkosi, ngoba yonke into esilayo usiphile yona. Njengokutsho kukaGebhu endabeni esisanda kuyikhuluma, wena sibili uyazithanda Nkosi. Kungenjalo bungasoze ukwenze lokhu, futhi ukucabanga laba bantu abathezi lapha kusukela ekuseni lokhu, bethezi lapha kusukela ngo-18 nta, ngamahola angu-4 bethezi phakathi lapha. Bayakuthanda Nkosi, bayakuthanda. Manje Baba, ungathumela umuthi kamoya ongcwele, vula amehlo ethu. Makuthi si laba abalapha edolobheni mabagijimele kule mvuselelo lobu busuku. Makube lokuthululwa okunjalo. Siphe khona Nkosi, makuthi imvuselelo yesidala iqalise lapha edolobheni. Siphe khona. Ubusisa wonke umuntu ophayo, konke ngayinye inceku zakho emhlabeni wonke, obeka umzamo. Woba labo Nkosi futhi ubasize. Vula amehlo ethu ukuze sibone okuningi lokunenye isimo sikaKristu. Siphe khona Nkosi. Sithethelele izono zethu, futhi manje laba abaphakamise izandla zabo Baba, ngiyabanikela kuwe, bamukele. Manje ngicaphuna ilizwi lakho uqobo Nkosi, okuyilokhu, izulu lomhlaba kuya kuphela, kodwa wathi, yena, okuyisabizwana somuntu, lo ozwa amazwi ami. Nkosi bangabe beyaphukile futhi kalula, kodwa omunye umuntu ubazwile, imbewu iphosiwe. Lo ozwayo amazwi ami futhi ukubambanisa akholwe kuye ongithumileyo, ngoba wakwenza lokhu use inkathi yamanje, impilo engapheliyo, futhi akasoze kwelakusasa ezayo ekwahlulelweni, kodwa usedlule ekufeni waya ekuphileni. Baphakamise izandla zabo Nkosi, bephule wonke umthetho wesayensi, amandla akudonsela phansi, adonsela izandla zethu phansi. Kodwa bakufakazile ukuthi kulomoya phakathi kwabo owawungalalela ukuqoqoda emnyango, futhi bafinyelele ngesandla sabo sokunene ezulwini. Manje vula umnyango, vula Nkosi, futhi ungene phakathi. Singabakho, samukele ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Liyamthanda na? Ngingazi, ngasi ngavala amehlo ethu okwesikhatshana nje. Manje kusuka enhliziyweni zethu lezandla zethu ziphezulu.
Ah.
me. We're accepting your knock this morning, Lord.
Siyakwamukela ukuqoqoda kwakho lokubusa Nkosi. Izandla zami ziphezulu, zonke izandla zethu ziphezulu Nkosi. Manje ngena phakathi Nkosi Jesu. Ngena enhlizweni zethu. Futhi udle kanye lathi. Futhi siza kudla kanye lawe. Liyamthanda na?
Oh,
ngicabanga ukuthi uyamangalisa. Alicabangi njalo na? Awuzwa yini ubukhona bakhe? Kungathi kuyakukuhla. Ngizwa ngilamandla abuzane sibili okukholwa okwakhathesi. Nje, ngizwa kahle sibili. Enye into ngakho.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, say.
Manje ngifuna wena lapho sivungamela indima elandelayo yalelo hubo elihle ingoma endala ebandla. Ngifuna ukuthi liqhawulane izandla lomnye umuntu. Ngoba nje usesihlalweni sakho uthi wena. UNkulunkulu akubusise mfowethu. UNkulunkulu akubusise dadewethu. Ngiyathokoza ukuba lawe lapha. Uba senzeni lokho. UNkulunkulu akubusise ekhaya. Ngiyathokoza ukuba lapha. Cabanga nje izandla zamaMethodist zibambe ezamaPentecost, ezamaBaptist zibambe ezamaPresbyterian. Manje lapho sihlabela kancane khathesi futhi kusukela ekujuleni kwenhliziyo yakho uyazi emva kombiko okhalimelayo okuhlala ngicabanga kuhle ukungena emoyeni futhi uhlabele obumnandi bukamoya ongcwele. Oh, umnandi kanganani kubazalwane ukuthi bahlale ndawonye ekubambaneni. IBhayibheli lathi kunjengamafutha okugcoba ayesendevini zika-Aaron ehla phansi kusiya emphethweni wezembatho zakhe. Ningabantu abamangalisayo phezulu lapha. Ngithemba ukubuya njalo uJesu engakangibizi kumbe imileniyamu. Nga ngingasoze ngizalibona ngaphetsheya komfula laphaya. Ngizahlangana lani empuleni. Amen. Isikhathi esinqunyiweyo.
I tread and grief around me spread. Be thou my guide. Bid darkness turn to day. That little light he talks about. White sorrows, fears away. Oh, let me from this day be holy.
Wonke mnyango uvulekile. Oh, wamba nje isikopela isiminyane futhi ubakhangile bonke behamba bebhoda isigombolozi uthi ngena phakathi Nkosi Jesu. Ngoba inkosi yami ngakho konke.
Let me from this day, now that you stand at the door, be holy.
Lina eliphakamise izandla zenu futhi lifuna ukukhokhelwa phambili ngenkosi. Ngiyalicela ukuthi liye phansi emvuselelweni lobu busuku. Futhi ngileqiniso umali sikhonale uzalithatha kusuka lapha kusiya endlini yezihambi. Ulamapeni angu-6 kumbe loba yini ayiphiwayo ukukhathalela. Futhi iwayini lamafutha akuthela phakathi angaqeda umsebenzi. UNkulunkulu alibusise khathesi. Ngizabuyisela inkonzo ngiyathemba mfowethu Williams kumbe loba ngubani o.